kubanzima ukuba umhlangano lomhlangano uyakuba owahlukileyo kancinyane kulalokho esivame ukuba lakho lapho. Kaningi sonke isikhathi lapho sisiza ndawonye lapho kungumhlangano wokusiliswa kwabagulayo futhi nokwezindingo zenyanga kuyisigcizelelo esibekwa phezulu kwalokho. Kodwa lobu busuku sesiqalisile limvuselelo ekusilisweni komphefumulo umoya womuntu. Kungenani inkosi ivuma ngesonto ekuseni esikolweni sesonto ngesonto ekuseni siza kuba lo mkhuleko kwabagulayo futhi lo mzila ojwayelekileyo wokusiliswa okwangesonto ekuseni inkosi ivuma. Futhi lawa amaviki obusuku sincindezelwe kakhulukazi okukhuluma mayelana ngezinto zaphakade zomphefumulo. Manje siyakwazi ukuthi lapho umzimba ususilisiwe lokho kusenza sonke sijabule, ngoba siyakwazi ukuthi kuyatshengisa sibili ukuthi uNkulunkulu wethu uyasilisa abagulayo. Kodwa lowo muntu ogulayo nxa bengaphila isikhathi eside okwaneleyo, mhlawumbe angagula futhi, mhlawumbe ngesifo esifanayo leso abasiliswa kuso, futhi lokho kakususi ukusiliswa. Udokotela uyapha umuthi wesihlabo futhi mhlawumbe emva kwezinsuku ezimbili baza kufa ngesihlabo emva kokuba esebatshele ukuthi sebephilile. Kuyaphinda kwenzakale njalo. Kodwa lapho lowo mphefumulo ususilisiwe, usulakho-ke kuwe impilo elaphakade. Futhi ngiyakholwa ukuthi sesiseduzane sibili lasekubuyeni kwenkosi uJesu ukuthi kusifanele ukwenza konke lokho esingenelisa ukuletha umphefumulo wonke embusweni futhi lokuletha umbuso ebantwini ukuze sisiliswe imimoya yethu. Ngiyakholwa ukuthi umzimba kaJesu ungumzimba ogulayo sibili engazi ngawo. Lo umzimba kamoya kaKristu emhlabeni uyagula sibili. Futhi kathesi kasicebe ukuligcina isikhathi eside ngobusuku, ngoba ubusuku bokuqala kasila ndawo yokuhlalisa abangani bethu abathandekayo. Sisehlelweni lokwakha ibandla elitsha, ithebanekeli elikhulu khona lapha kulezi izabelo kumbe loba ngabe inkosi ezakhokhela khona, kodwa njengokwazi kwethu kulapha. Futhi manje sesihlele umhlangano ngolwesithathu kusiyafika ngesonto, kodwa ngesonto sokuvalela amakhefu eKhisimusi. Kodwa kuloba nini inkosi isitshela khona ukuthi sime leso kuza kuba isikhathi. Ngasazi nje lokho impumela eza kuba yiyo, kodwa sikholwa ukuthi abantu lapha ethebhanekeli futhi lamabandla angodadewethu leyo engeyinye yazo Holiness Tabernacle eUtica leyo umfundisi Graham Snelling ungumalusi khona. LaseNew Auburn lapho umfowethu June Jackson ungumalusi khona. Futhi njalo phandle emgwaqweni omkhulu lapho umfowethu uRadel ungumalusi khona. Thina labo ngamabandla angodade kuleli iTabernacle sizama ukuletha abantu bethu ebudlelwaneni obungcono loKristu. Yiyo injongo yethu. Ngakho sengikhethe ukubala nokufundisa kukho okobusuku obulutshwane obulandelayo. Lobo busuku ngifuna ukukhuluma ngesifundo sokuthi uyini umoya ongcwele na. Futhi kusasa ebusuku ngifuna ukuchumayela ngokuthi kuyini owaphiyelwa khona na. Futhi ngolwesihlanu ebusuku futhi kwabarekhodayo kangifuni lokho kuthathwe. Ngolwesihlanu ebusuku ngiwuthola njani umoya ongcwele, futhi ngibakwazi njani lapho sengilawo. Futhi ke sizayeka kanjalo nje bese sibona ke lokho inkosi eza kusibona okwangu mgqibelo langesonto futhi ngesonto ekuseni inkonzo yokusilisa futhi lenye inkonzo yokuvangela okwangesonto ebusuku futhi kathesi sifuna wonke umuntu abekwazi ukuthi futhi ngiyazi ukuthi amarekhoda ayasebenza ekamelweni langemuva futhi sifisa ukutsho lokho ngoba kuleyi imihlangano enjengalokhu yohlobo lokuvangela labantu abavela enhlanganisweni zamasonto ezehlukeneyo zamabandla lezo ezifundiswe ngokwendlela yabo yokholo munye ngamunye futhi lokho kulungile ngangikaze ngifune ukuba lecala lokuhlanyela ukwahluka phakathi kwabazalwane futhi phandle emhlanganweni ngiyachumayela nje phezulu kwamaqiniso amakhulu obuvangeli bemibhalo kulokho abazalwane labo abasekela imihlangano yami abakholwa kikho kodwa ethebhanekeli lapha ngifuna ukukhuluma kulokho esikukholwayo ngakho-ke nxa lingakuzwisisi kona ngingathokoza sibili ukuba lencwajana kumbe okulotshiweyo okuvela kuwe ukungibuza umbuzo wokuthi kungani sikholwa lokho kanje futhi ngizathaba ukuzama ukucasisa khona ngokukhulu lokho engingakwenelisa yazi lonke ibandla nxa ungelamfundiso kawusilo bandla kumele ube lenye into oyimelayo izimiso obambelele kuzo futhi kungenani leqembu lomuntu kumbe inhlanganiso yesonto ongaba yiyo nxa lowo muntu ezelwe ngumoya kankulunkulu lo ngumfowethu kumbe udadewethu kungenani le singehlukana kwezinye izinto njengempumalanga ikude lentshonalanga kodwa silokho singabazalwane futhi angikwenza ulutho kodwa ukuzama ukuncedisa lo mfowethu ukusondela duze uhambo olungcono kukristu futhi ngiyakholwa loba oqotho umkristu oqinisekileyo uzakwenza okufanayo kimi manje ngicele leli thebhaneke manje kasingeni kulokho nje umhlangano othatha isikhathi eside ngifuna ukungena kulokho futhi ngilifuna futhi ngilicelile ukutshisa lonke ibholoho elingemuva kwakho futhi lenze sonke isono silunge ukuthi siza kulokho ngakho konke okusenhlizweni zethu zasempilweni kumele size lapha okwenjongo eyodwa okuthi senze imiphefumulo yethu ilungiselele ukubuya kwenkosi futhi kokungasikho ngeyinye injongo futhi njengokuba sengikhulumile futhi ngathi lokho mhlawumbe kwesinye isikhathi ngingafundisa kumbe ngitsho enye into engabe iphambene kancinyane kulokho omunye umuntu indlela abakukholwa ngayo angizanga ukuzobanga impikiswano uyabona ngize silapha ukulungiselela ukubuya kwenkosi futhi ngicabanga ukuthi leli qembe elincinyane ngilabazalwane kanye lami abasethekeleyo lapha ngiyakwazi abavela endaweni ezijiyeneyo futhi siyajabula ukuba lapho futhi kungela kuthandabuza kodwa labo abaphandle phakathi kombuthano lapho kulabanye abavela phandle kwedolobho abavela phandle emadolobheni abambeneyo ethu amancane lapha futhi siyajabula ukuba lani futhi silithakazelela sibili uba lisithanda okweneleyo ukuze kuzwa lezi zinto nkulunkulu makuthi lihambe ekhaya kanye lani fowethu dade inotho ejulileyo unkulunkulu angayithulula enhlizweni zenu kungumkhuleko wami futhi kuleli thebhanekele elincinyane ngibona ukuthi ngiyakholwa ukuthi lingelinye labantu abalungileyo engikholwayo abasemhlabeni baza kuleli thebhanekele manje kangizange ngithi bonke abantu abalungileyo ngithi abanye babantu abalungileyo emhlabeni baza kuleli thebhanekele kodwa usuku ngosuku ngingena ngemuva usuka emhlanganweni kusiya emhlanganweni ngibona isidingo esikhulu saleli tabernacle isidingo esikhulu phakathi kwalo futhi lokho kungokugcwalisa kumbe ukuzinikelela impilo ejulileyo uhambo oluseduzane loNkulunkulu futhi ngibathembisile ukwenza lokho ukuba lale imbiko kubo futhi siyathokoza ukulileta phakathi ebudlelwaneni lathi elizwini likaNkulunkulu lapho sifundisa futhi sizama ukuliphumisa manje ubusuku bokuqala ubuthathu sizabe singathathi isifundo sokujumayela ngaso kodwa umbiko wokufundisa uvela elizwini likaNkulunkulu futhi kathesi okwe ngangisoze ngicele umuntu ukuthi enze ulutho engingasoze ngilwenze ngokwami
has been a complete Calvary for me.
Livig ibe yiKalvari epheleleyo kimi. Bengiseduzane sibi ekucimeni kwengqondo. Ngendlela engingakubeka ngayo. Ngazi ngaphosa ngaphambana.
But I have completely
Kodwa senginikele ngokupheleleyo yonke intando. La yonke into engiyaziyo enkosini. Kunye ubusuku, pho sengemva kwaphakathi kobusuku, umkami emva kokuhlala, lokukhuleka, lokukhuluma lenkosi, ngale kwesitulo, sokwenaba esincinyane, phakathi ikamelo lethu, laphambili. Lama Bhayibheli amabili avuliweyo, sazinikela kakutsha kuNkulunkulu, okwenkonzo egcweleyo. Ukuthi sizanikela intando zethu layo yonke into lawo wonke umcabango ophikisayo futhi lokukhonza inkosi uJesu futhi ngiyathemba ukuthi lokho kube yisimilo senu futhi ukuthi lenze into efanayo khona-ke lapho sisiza lobo busuku siza phezu kwendawo ezingcwele phakathi kwabantu abakade bekhuleka futhi bezila futhi besenza ukubuyisela futhi belungiselela ukwamukela ulutho luvela kuNkulunkulu futhi ngiyakwazi ukuthi lo oza kuza elambeni kasoze abuyele elambeni kodwa uNkulunkulu uza kupha ukudla ngesinkwa sempilo manje singakabali ebhukwini lakhe elingcwele Kasikhothamseni amakhanda ethu okwesikhatshana nje sikhuleke. Nkosi, sokuvele kwaba lo mkhuleko onikeziweyo kuleyi ndawo lobu busuku. Sokubele ingoma zeziyoni sezihlatshekiwe ngabantwana bakho. Inhliziyo zabo seziphakanyiselwe phezulu. Futhi sibuyela ukuzozinikela kuwe lokuzokukhonza kuvela ekujuleni kwemiphefumulo yethu
and we're calling this to your remembrance lord
futhi sibiza lokho emkhumbulweni wakho Nkosi ukuthi wathi lapho uhlezi entabeni futhi wafundisa abafundi bakho babusisiwe labo abalambela lokomela ukulunga ngoba baza kusuthiswa
you promised it lord we are coming tonight with open hearts
wakuthembisa nkosi siyeza lobu busuku inhliziyo ezivulekileyo siyeza silambele lokomela futhi siyakwazi uzagcina isithembiso sakho lapho sizama ukuvula lawa mapheji angcwele eBhayibheli ukubala sivela kuwo indikimba makuthi umoya ongcwele akuthathe nje khona akuso kuyo yonke inhliziyo futhi makuthi imbewu leyo ingcwele phansi kokujulileyo ukholo olunothileyo oluzaveza sonke isithembiso ilizwi elisenzileyo Sizwe Nkosi futhi usihlanze futhi usivivinye futhi xa kukhona impi engahlanzekanga ngathi Nkosi loba yisiphi isono esingavunywanga loba luphi ulutho olungalunganga kwambule kathesi nje Nkosi sizahle sihambe futhi sikwenze ngoba siyananzelela siphila ethunzini lokubuya kwenkosi uJesu futhi sizile Oh uNkulunkulu ongcwele emathunzini okulunga kwakho kwakho lobubusuku futhi siyancenga ukuzinikela okutsha lokuzehlukanisa lokugcwaliswa kukamoya ongcwele empilweni zethu sibona umlilo wemvuselelo uqala ukucima ngasiphoseleni izikhuni zelizwe ukuze kuvuselele umlilo omutsha ukuthi inhliziyo zethu zizagcwala ukutshiseka Sigcwelise Nkosi ngelizwi lakho eliligugu langegazi lakho lomusa wakho siyacela futhi ukubonga konke nokudumisa kuza kuba ngokwakho susa wonke umona ezinhlizweni zethu sihlanze oNkosi siphe inhliziyo ezimsulwa lezandla ezihlanzekileyo lengqondo ezihlanzekileyo ukuze senelise ukuza endlini yakho ubusuku ngobusuku sithokoza futhi sigcwaliswe ngomoya wakho sicela lokho ebizweni likaJesu langenxa yakhe amen ngiyafisa ukubala ilizwi kaThesi nje futhi lapho Ngiyalicela ukuthi lethe amaBhayibheli enu, amapenseli enu, amaphepha enu, ukwenzela imibhalo. Nxa likufisa lokho, kungaba kuhle sibili. Futhi kathesi, lapho lisafika kusahluko 7 semsebenzi okokuqala, ukuphendula umbuzo kumbe ukuqala ngokuphendula umbuzo. Uyini umoya ongcwele na? Ngakula lutho oluza nqoba uSathane. Ngakukaze kube lo lutho emhlabeni lokwamanje olunganqoba uSathane njengelizwi likaNkulunkulu. UJesu walisebenzisa empini yakhe enkulu wathi kulotshiwe. Futhi lamhla ekuse lapho bengilalele insuku ezilutshwane ezedluleyo emsakazweni owawukhangeleka ufuna ukutshela ukuthi indalo yavela emlotheni uvunguza ndawonye le eyinye ifosfethi leminye imithi ethile embalwa emhlabeni lokukhudumala kokubalela kwelanga kwadala imbewana yempilo futhi kwaveza impilo kuyibula obunganani lapho ukukhanya kwelanga kuyabulala loba yiphi imbewana yempilo beka imbewana phandle elangeni liyayibulala khonapho futhi ngakulanto enjalo kodwa uSathane ezama ukunginqinda ngalokho futhi emva kokuba sengihambise uRebecca wami omncane esikolo lamuhla ekuseni futhi emgwaqweni ngiphendula ngaqa ukuvula umsakazo njalo futhi ngacabanga ukuthi ngizangena entweni leyo njalo ngakho ngakucitsha futhi lapho ngisenyuka esitaladeni uSathane wathi kimi what uyakwazi ukuthi lo muntu elimbiza uJesu wayefana lo muntu nje kolunye usuku osukwini lakhe njengoBilly Graham kumbe uOral Roberts wayengumuntu nje owaqala ukuba labantu abambalwa ukumbuthanela lokuthi yena ungumuntu omkhulu futhi emva kwesikhatshana waba mkhulu futhi ke wasesiba ngu uNkulunkulu kibo futhi manje sokuhlakazekile emhlabeni wonke jikelele njengoba sowafa futhi yikho kuphela ngacabanga ungumqambi manga onjani futhi ke ngachibilika khona nje ngicapha iGraham Street ngathi Satan wena okhulumayo kunembeza wami ngizathanda ukukubuza izinto ezilutshwane Wayengubani lo abaprofeti bamaHebheru abakhuluma ngaye ukuthi uzabuya? Wayengubani uMesiya ogcotshiweyo? Kuyini okwakuphezulu kwalawo madoda ambona ngaphambili futhi bakhuluma impilo yakhe inkulungwane zeminyaka engakafiki lapha? Kwakungubani owakukhuluma ngaphambili? Wagcwaliseka futhi lapho isiza bona bathi wabalwa kanye lezoni futhi wabanjalo walinyazwa ngenxa yezimpambeko zethu futhi wakwenza wenza ithuna lakhe kanye labanothileyo kodwa wayeza kuvuka ngosuku lwesithathu futhi wakwenza futhi ke wathembisa umoya ongcwele futhi ngilawo ngakho nje usungasuka kukho ngoba kulotshiwe elizwini futhi lonke ilizwi liliqiniso khona ke wasuka mnike ilizwi nje lokho kuyakwenza ngeke alimele lelo lizwi ngoba liphefumulelwe ngasiqaleni ukubala lobo busuku esahlukweni 7 sebhuku lemsebenzi khona-ke wasesithi umphristi omkhulu lembala lokho kunjalo na futhi wasesithi madoda bazalwane loba lalelani unkulunkulu wenkazimulo kwabonakala kubaba wethu Abrahama lapho esemesopotamiya engakahlali eharani futhi wathi kuye phuma elizweni lakini lasezihlotsheni zakho futhi uye elizweni engiza kutshengisa lona khona-ke wasephuma phandle kwelizwe lamakhaladiya futhi wayahlala eharani futhi kusukela lapho uyise esefile kwamsusa lapho kwamhlalisa kuleli lizwe lina elakhe kilo manje futhi akamnikanga ilifa kilo hathi ngitsho ukubeka unyawo lwakhe kilo kukanti wamthembisa ukumnika lona ukuba libe ngelakhe futhi lenzalo yakhe emva kwakhe engakabi lo mntwana unkulunkulu wakhuluma kanje ukuthi inzalo yakhe iza kuba yisihambi ezweni labezizwe futhi baza kuyenza izigqibi futhi bayiphathe kubi okweminyaka engamakhulu amane futhi lelo lizwe abaza kuba yizigqili kulo ngiza kulahlulela utsho unkulunkulu futhi emva kwalokho baza kuphuma futhi bangikhonze kuleli lizwe wasemnika isivumelwano sokusoka ngakho-ke u-Abrahama wasezala u-Isaka futhi wasemsoka ngosuku lwesificamunwembili futhi u-Isaka wasezala uJakobe futhi uJakobe wasezala okhokho abalitshumi nambili
Upon this place we wish to approach the subject
which phezu kwalindawo sifisa ukusondelela isifundo engicabanga isifundo esimangalisayo salamuhla
ese
uyini umoya ongcwele uyini na futhi manje isizathu ngithethe lesi sifundo ngokulandelana kanje awungeke ubuye futhi wamukele umoya ongcwele ngaphandle wazi ukuthi uyini futhi awungeke uwamukele wona wazi ukuthi uyini ngaphandle kokuthi ukholwe ukuthi uphiwe kuwe futhi ungowakho futhi khona-ke awungeke wazi loba ulawo kumbe hatshi ngaphandle kokuthi ubekwazi impumela ewulethayo ngakho nxa ubusazi ukuthi uyini lokuthi ungokabani lokuthi uletha senzobani lapho usiza khona-ke uzakuba kwazi lokho olakho lapho uwuthola bona lokhu kuphetha konke nje njengalokho ebengukhuluma kumfowethu Jeffries lamuhla futhi wathi ngizathanda ukuba semhlanganweni lobu busuku kodwa ngiza kuba khona kusasa ebusuku ubengakwazi ukuthi umhlangano ubusenzakala ngoba kasizange siwumemezele khona lapha nje abanye abe umfowethu Liyo labanye balobela kwabanye abangane bethu futhi babatshela phandle kwedolobhu awu ngoba besingela ndawo manje ngathi mfowethu Jeffries uba ungithumile ukuyavula omunye wemithombo yakho yamafutha futhi ngingazilutho ngawo mhlawumbe ngingawudubula ngingavula ikhi engayisiyo kumbe ngivuse injini engayisiyo kumele ngazi indlela yokwenza ngayo ngingakakwenzi futhi iyo indlela ngokwamukela umoya ongcwele kumele ubekwazi lokhu okulandayo le ndlela yokwamukela ngayo lokuthi uyini manje indawo yokuqala umoya ongcwele uthenjisiwe singathatha amaviki alitshumi futhi singaveli seqe nje umphetho walesi sifundo ukuthi umoya ongcwele uyini Kodwa into yokuqala ngifuna ukusondelela nje ngokweneleyo ukupha okuqakathekileyo ubusuku ngabunye khona ke bese sibona ubusuku obulandelayo nxa kungaba khona imbuzo. Bangaki phakathi lapha abangake emkeli umoya ongcwele ababhabhathizwe ngomoya ongcwele? Phakamisani izandla zenu. Ndiyakwazi kalikaze khangela nje izandla. Manje ngifuna ukukhuluma ngakho njengomoya ongcwele eyisibonakaliso, ngoba uyisibonakaliso. Siyananzelela lokho ukuthi zonke izithembiso zinikwe kithi ngo u-Abraham wayengubaba wesithembiso, ngoba uNkulunkulu wanika isithembiso ku-Abraham nakunzalo yakhe emva kwakhe. Isithembiso senziwa ku-Abraham futhi lakunzalo yakhe, futhi lesi sibonakaliso sisebantwini besivumelwano. Manje kukhona umahluko omkhulu phakathi komKristu nomKristu ogcwaliswe ngumoya ongcwele. Futhi manje siza kuthatha lokhu kuvela embhalweni futhi sikubeke khona kanye nje embhalweni. Indawo yokuqala kulomKristu ochiwo ukuba ngumKristu, kodwa nxa lumKristu engakagcwaliswa ngomoya ongcwele usendleleni yokuba ngumKristu, bona uyazitsho ukuba uyakukholwa khona, usebenza esiya kukho. Kodwa uNkulunkulu akakamuphi lumoya okamoya ongcwele, akakafiki kulo mgomo loNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usekwamukele khona, ngoba khona uNkulunkulu wenza isivumelwano no-Abraham emva esebize u-Abraham, okuluhlobo lokubiza ikholo lamhla. Wabiza u-Abraham futhi u-Abraham waphuma phandle kwelizwe lakhe futhi waya elizweni labezizwe ukuhlala phakathi kwabantu bezizwe. Futhi lolu kwakuluhlobo lapho uNkulunkulu ebiza umuntu ukuthi achiye ulunya lwakhe aphenduke esonweni sakhe. Yena uyafulathela ixuku akade ekulo ukuphila exukwini elitsha phakathi kohlobo lwabantu olutsha. Futhi ke emva uNkulunkulu esethole u-Abraham ukuba uthembekile esithembisweni lesi uNkulunkulu ampha sona ukuthi uza kuba lo mntwana, futhi ngalo mntwana wonke umhlaba uza kubusiswa. Khona ke uNkulunkulu waqinisa ukholo lwakhe ngokumnika isibonakaliso, futhi leso sibonakaliso kwakuyikusoka, futhi ukusoka kungumfanekiso kamoya ongcwele. Indima nje ezilandelayo za lesi sahluko esisanda kusibala nxa ufuna ukuzibhala phansi. Futhi uStephane wathi indima 51, lina bantamo zilikhuni abangasukwanga enhlizweni lasendlebeni, lina lihlala liphika umoya ongcwele njengokwenziwa ngobaba benu, lani liyakwenza. Ukusoka kungumfanekiso kamoya ongcwele, futhi uNkulunkulu wanika u-Abraham isibonakaliso sokusoka emve semkele uNkulunkulu esithembisweni sakhe, futhi wahamba elizweni labafokazi bona. Kwakuyisibonakaliso futhi bonke abantwana bakhe nenzalo yakhe emva kwakhe kwakumele babe lesibonakaliso lesi enyameni yabo, ngoba kwakuyisehlukaniso. Kwakumele kube hlukanise kubo bonke abantu lesi isibonakaliso sokusoka. Futhi yikho lokho uNkulunkulu akusebenzisayo namuhla kwisibonakaliso sokusokwa kwenhliziyo, umoya ongcwele. Lokho kwenza ibandla likaNkulunkulu ibandla elahlukanisiweyo kuzo zonke ezinye izivumankulu, inkolo lenhlanganiso zesonto. bakuzo zonke inhlanganiso zamasonto kodwa kukanti bangabantu abehlukanisiweyo. Ngivumele ngikhulume emuntwini imzuzu emibili. Ngingakutshela loba wamukela umoya ongcwele kumbe hatshi, ngakho ungakwenza lawe. Kuyabehlukanisa, uluphawu uyisibonakaliso, futhi umoya ongcwele uyisibonakaliso, futhi loba nguphi umntwana owalayo ukusuka kutestamente elidala okwakulithunzi lokuzayo likamoya ongcwele wayequnywa phakathi kwabantu. Wayengeke ebe lobudlelwano lebandla lonke nxa wayesala ukusoka. Manje fananisa lokhu lalamuhla, umuntu owayesala ukwamukela ubhapathizo lukamoya ongcwele angeke abe lobudlelwano phakathi kwalabo abalomoya ongcwele. Awungeke nje ukwenze, kumele ube yimvelo. Njenge kuyi umama wami lapho wayejwayele ukuthi inyoni zosibalunye ziphaphandawonye awu kuyisaka esidala, kodwa sileqiniso. Kawuboni amajuba lamawabayi esiba lobudlelwano, ukudla kwawo kwehlukene, imikhuba yabo yehlukene, izifiso zawo zehlukene. Futhi yiyo indlela okuyiyo ngomhlaba futhi lo Kristu lapho ususokiwe ngomoya ongcwele. Lokho kutsho ukusika inyama. Ukusoka kwakusiba kuphela kowesilisa, kodwa nxa umfazi waye eyendile endodeni wayeyingxenye yakhe, wayesokiwe kanye laye. Liyakhumbula kuTimothe lapho okwathi phakathi lapho kodwa uyakusindiswa ngokuzala abantwana nxa equbeka ekukholweni nasebungcweleni kanye lokuqonda. Manje ukusoka liyakwazi lapho uSera ehleka etendeni ngemva kwakhe embikweni wengilozi, lapho esithi Abraham engazi ukuthi wayengubani umfokazi. Ungaphi umkakho uSera wabakwazi njani ukuthi wayelomfazi, njengo Jesu watsho, njengoba kwakuyikho ezinsukwini zikaLot kuzakuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu. Khumbula, lezo zibonakaliso zazingenzwanga phansi eSodoma laseGomora emhlabeni phakathi kwabezenkolo, kodwa kwabakhethiweyo ababiziweyo. Futhi u-Abraham wayebiziwe, futhi ibala lokuthi ibandla litsho ababiziweyo, abehlukanisiweyo. Njengo Abraham wazehlukanisa futhi wayesokiwe. Futhi ke lapho uSera ehleka umbiko uqobo wengilosi uNkulunkulu wayengabe wambulala khonapho, kodwa wayengeke akhathaze uSera, angazange akhathaze u-Abraham ngoba babemunye. Wayengxenye yakhe, ngalisebabili kodwa limunye. Ngakho ukusoka umoya ongcwele lamuhla uyasoka inhliziyo, futhi uyisibonakaliso, sibonakaliso esiphiweyo. Omunye wathi olunye usuku, ngiyakuphinda nje lokho, hatshi njengensomo ngoba kuliqiniso, kodwa kuzwakala njengensomo, njengalokhu engihlala ngikutsho, leyi kayisiyo ndawo yokwenza insomo. Kodwa kwakulo mjelimani omncinyane phandle okhunjini lwentshonalanga lapho esasikhula, wemukela umoya ongcwele futhi wehla phansi esitaladeni, futhi wayehamba imbijana, futhi ebesephakamisa izandla zakhe, futhi akhulume ngendimi, futhi wayegijima, futhi eqe, futhi amemeze. Futhi wayesemsebenzini eqhubeka kanjalo, futhi ubhasa wakhe wathi kuye, "Katunga, aha, ngiyazithanda lezo ndawo lapho kade ukhona." Wathi kumele ukuthi ubuphansi phakathi kwalelo xuku lamanati. Khona-ke ucabanga ukuthi bangamanati? Wathi sibili bayiwo. Wathi awu, dumisa inkosi ngamanati. futhi wasesithi uyazi ukuthini amanathi alomsebenzi omkhulu. Wathi njengokuthi imoda ungakhupha wonke amanathi kuyo awusela lutho kuphela, inqumbi yezibi. Ngakho lokhu nje kuphose kube njalo. Wahlukile sibili lapho umoya ongcwele usiza kuwe, kuze kuthi ingqondo yalomhlaba kayisakuthandi futhi bamelana lawe, futhi kabafuni lutho lokwenza lawe. Nakancinyane usizelwe ngokomunye umhlaba, ungowezizweni kangako okuphindwe kajulu ukuba ngowezizweni ongaba yikho nxa ungaya phakathi ezindaweni ezikude emaguswini ase-Afrika. Wahlukile lapho umoya ongcwele usiza futhi uyisibonakaliso, uluphawu phakathi kwabantu. Manje wena uthi, khona-ke mfowethu Branham, leso isibonakaliso sokusoka saphiwa ku-Abraham. Lokho kuliqiniso, futhi lasenzalweni yakhe. Yebo, kulungile. Manje sizavula kwabaseGalatiya isahluko 3 indima 29 futhi sibone ukuthi lokhu kungasebenza njani kithi. KwabaseGalatiya 3:29. Futhi nje sibone ukuthi ngabe lokho kusebenza njani kowezizwe nxa singabezizwe, lokho ngokuzalwa kwemvelo siyibo. Manje okokuqala ngifuna ukubala indima 16. Manje izithembiso zanikwa u-Abraham lenzalo yakhe, u-Abraham lenzalo yakhe akachoko futhi lasezinzalweni loba luphi nje uhlobo oluthi ngingowenzalo zika-Abraham, la hatshi enzalweni, inzalo ka-Abraham, hatshi ezinzalweni kungathi ngezineke, kodwa kungathi ngeyodwa futhi kuba futhi la kunzalo yakho enguKristu. UKristu wayenzalo ka-Abraham. Liyakukholwa lokho? Kulungile. Manje kasithatheni indima 28 no-29. Kakukho umJuda lo mGriki, kakukho obotshiweyo lo khululekileyo, kakukho owesilisa kumbe owesifazane, ngoba thina sonke simunye kuKristu Jesu. Futhi uba lingaba kaKristu, khona-ke liyinzalo ka-Abrahama futhi liyizindlalifa njengokwesithembiso.
How do we take on Abraham's seed?
Sithatha kanjani inzalo ka-Abraham ngokuba kuKristu? Khona ke siyinzalo ka-Abraham. Futhi kwakuyini inzalo ka-Abraham? Njengoba singaya kwabaseRoma 4 lasendaweni ezihlukeneyo.
Abraham never received the promise.
U-Abraham kazange emukele isithembiso lapho esasokiwe, ukutshengisa ukuthi ukusoka kwakungumfanekiso nje. Wemukela isithembiso ngaphambi kokusokwa, futhi kwakungumfanekiso wokwamukelwa kokholo lwakhe ayelalo ngaphambi kokusokwa. Manje lapho sikuKristu, siba yinzalo ka-Abraham futhi siyizindlalifa loKristu. Ngakho-ke kungenani lokuthi singobani, umJuda kumbe owezizwe. Futhi inzalo ka-Abraham, inzalo ka-Abraham ilokholo luka-Abraham othatha uNkulunkulu elizwini lakhe. Kungenani lokuthi likhangeleka liyinhlekisa okunganani, ukuthi wenza ngokungavamanga okunganani, lokuthi likwenza ube ngokungajwayelekanga okunganani. Uyathatha uNkulunkulu elizwini lakhe kungenani loba yini. U-Abraham engamachumi ayisikhombisa lanhlanu, noSera ekumachumi ayisithupha lanhlanu, bathatha uNkulunkulu elizwini lakhe futhi babiza loba yini okuphikisana lakho sengathi kwakungenjalo. Ucabanga ukuthi odokotela bacabangani abalolo suku? Ucabanga ukuthi abantu bacabangani lapho bebona indoda endala iminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu obudala hamba hamba edumisa uNkulunkulu? Wayeza kuba lomntwana ngomkakhe futhi yena eleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu obudala phose iminyaka engamachumi amabili lanhlanu esedlule isigaba sokuzala. Kodwa uyabona, uyakwenza, wenze ngokunga zwisiseki ukholo luka Abraham. Futhi lapho ususokiwe ngomoya ongcwele, wenza into efanayo kuwenza, wenze izinto ngokungacabangi ukuthi ungazenza. Kwenza uthathe isithembiso sikaNkulunkulu futhi ukholwe uNkulunkulu.
Now it's also besides a sea
manje uyilokho njalo ngaphandle kwesithembiso lesibonakaliso uluphawu njalo.
Now if you will go with me unto Romans
manje nxa lingahamba kanye lami kwabase Roma, kuqala ngifuna ukuthi lihambe lami kwabase Efeso 4:30 futhi kasibaleni lapha okomzuzu nje abase Efeso 4:30 uthi lokho. Manje lizwe abantu abanenge sibili besithi izinto ezehlukeneyo ziyimpawu nxa usiya ebandleni ulophawu lwebandla. Futhi abanye abantu bathi kuyikugcina usuku oluthile, suku lwesabatha lolo luphawu lukaNkulunkulu. Abanye babo bathi uba singabeka ukuba lilunga kunhlanganiso yesonto ethile liphawuliwe embusweni kaNkulunkulu. Manje iBhayibheli lathi makuthi lonke ilizwi lomuntu libe ngamanga futhi elikaNkulunkulu libe liqiniso. Manje abase Efeso 4:30 ibaleka kanje futhi lingamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu elabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa. Ngiza kuba lukhuni kancinyane kulokho manje, ngikubeke phansi. Manje lina bazalwane bomthetho, manini nje lithule kancinyane, bona linanzelele ukuthi luhlala isikhathi eside okunganani lolo phawu. Hathi kuze kube yimvuselelo elandelayo, kuze kube lenye into engahambi kuhle, kuze kube lusuku lokuhlengwa kwakho, yiso isikhathi ohlala ubekwe uphawu. Kuze kube lusuku lokuhlengwa kwakho, lapho uhlengiwe ukuba kanye loNkulunkulu, ukubeka uphawu isikhathi eside kangako umoya ongcwele. Hathi kusukela emvuselelweni kusiya kwenye imvuselelo, kodwa kusukela ebulaphakadeni kusiya ebulaphakadeni ubekwe uphawu ngumoya ongcwele. Yikho lokho umoya ongcwele oyikho uluphawu lukaNkulunkulu ukuthi uthole ufumane umusa emehlweni akhe, futhi uyakuthanda, futhi uyakukholwa, futhi ubeke uphawu lwakhe phezu kwakho. Luyini uphawu na? Loba ngubani? Ngani uphawu lutshengisa kumbe lutsho umsebenzi oqediweyo? Amen. UNkulunkulu ukusindisile, wakungcwelisa, wakuhlanza, wathola isisa ngawe, futhi wakubeka uphawu useqedile. Uyisitsha sakhe kuze kube lusuku lokuhlengwa kwakho okubekwe uphawu kuyinto eqediweyo. Kuyini umoya ongcwele na? Uyisibonakaliso. Sizangena kulokho ngaphambidlana komunye umbiko. Sibonakaliso uphawu lakhuluma ngaso, indimi zaziyisibonakaliso kwabakholwayo kumbe kwabangakholwayo. Manje nanzelele, kodwa kulokho umoya oyingcwele uyisibonakaliso, ngitsho futhi umoya oyingcwele uluphawu. Uyisibonakaliso uNkulunkulu asinika kubantwana bakhe abakhethiweyo, ukuyala yikuqunywa ebantwini, futhi ukuwamukela yikuqeda kanye lomhlaba lezinto zonke zomhlaba, lokuba yisitsha uNkulunkulu abeke uphawu lokuvuma phezu kwaso. Ngangivame ukusebenza esipolweni sesitimela phandle le kanye lo-Gary Waterbury, futhi sasisehla phansi ukuya pakisha itolokisi. Mfo wethu Doc emile ngemva ngale uyancedisa ukupakisha amatolokisi. Lapho itolokisi lipakishwa, bayakhangela kulelo tolokisi umhloli, futhi nxa ethola okunye kuxega lapho okungawa khona futhi kwephuke kumbe loba yini okunga bidliza, ngayi kuphawu imota leyo kuze kuthi imota leyo isipakishwe okupheleleyo, kuze kuthi isipakishwe futhi isihlelekile sibili, ukuthi ukunyikinyeka kohambo kakuyi kukhathaza leyo nto engaphakathi. Yiso isizathu singaphawulwa kangako siyekethisa kakhulu ngezinto. Lapho umhloli ehamba ngalapho ukuhlola impilo yakho kubona nqa ungayekethisi kancinyane nje ngezinto. Ubuyekethisa kancinyane ngempilo yakho yomkhuleko. Uyekethisa kancinyane ngolaka lolo, uyekethisa kancinyane ngolimi lolo, ukukhuluma ngabanye akasoze ayiphawule imoda. Okunye okuyimkhuba okungcolileyo, izinto ezithile ezimbi, ingqondo ethile eyinhlamba, angeke ayiphawule imoda. Kodwa lapho ethola into yonke endaweni yayo, umhloli, khona-ke uyayiphawula. Makungabi loba ngubani ovula lolo phawu kuze kuthi leyo mota isifike lapho ehloselwe khona, lapho ephawulelwe ukuya khona. Nanko lapho, lingathinti abagcotshiweyo bami, lingoni abaprofeti bami, ngoba ngithi kini kuza kuba ngcono kini ukuthi ilitshe lokucola lalengiswa entanyeni yakho futhi wagaluliswa ekujuleni kolwandle kulokuzama ukuphambanisa kumbe ukunyikinya kancinyane kwabancane balabo abaphawuliweyo. Uyabona lokho okuthiwoyo, yikho lokho umoya ongcwele oyikho, uyisiqiniseko sakho, uyisivikelo sakho, uyibufakazi bakho, uluphawu lwakho, uyisibonakaliso sakho ukuthi ngoya ezulwini. Anginandaba lokhu kudeveli akuthuyo, ngingoya ezulwini. Ngani? Yena wangiphawula, wangipha khona, wangiphawula embusweni wakhe, futhi ngiya enkazimulweni. Kayivunguze imimoya uSathane makenze lokhu afuna ukukwenza. UNkulunkulu useqedile ukungiphawula kuze kube lusuku lokuhlengwa kwami. Amen. Yikho lokhu umoya ongcwele oyikho. Oh, kumele ufune wona. Ngingeke ngiqhubekele phambili ngingelawo. Okunenge kungakhulunywa lapho, kodwa ngileqiniso liyakwazi lokho engikhuluma ngakho.
Also let us turn to John 14 just for a minute.
Manje njalo kasivuleni kuJohane 14 okomzuzu nje. Ngiyalithanda ilizwi nje liliqiniso.
Now the Spirit of God, the Holy Ghost, what is the Holy Ghost? It is
manje umoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele uyini? Umoya ongcwele ungumoya kaKristu kuwe. Manje singakabani ngizathanda ukukhuluma amazwi amalutshwane okugcizelela lapha.
What is the Holy Ghost?
Uyini umoya ongcwele? Uluphawu uyini umoya ongcwele? Uyisivumelwano uyini umoya ongcwele? Yisibonakaliso.
What is the Holy Ghost then? It's the Spirit of Jesus Christ.
Uyini umoya ongcwele ke? Kungu umoya kaJesu Kristu kuwe. Bona.
A little while said Jesus in the world.
Okwesikhatshana watsho uJesu futhi umhlaba kawusayi kungibona, njalo kukanti lina liza ngibona, ngoba ngiza kuba lani loba kini kuze kube ekupheleni komhlaba. Umoya kaNkulunkulu ebandleni lakhe ngowani wakwenzela khona lokho ngokuncinyane kokukhona esifundweni sakusasa ebusuku? Kodwa kuyini akwenzela khona? Kungani wenza? Kungani umoya ongcwele? Kuyini? Kuyini akubuyelayo? Kuyini akubuyela khona kuwe? Kuyini akubuyela khona kimi? Kwakuyikuquba imisebenzi kaNkulunkulu. Ngihlezi ngisenza lokho okuthokozisa ubaba wami. Ngangizange ukuzokwenza intando yami, kodwa ekaBaba ongithumileyo. Futhi ubaba ongithumileyo ukanye lami, futhi njengoba ubaba engithumile, ngakho ngiyalithuma. Oh, mina bo, ubaba wathuma wangena kuye. Ubaba lo owathuma uJesu wangena kuye, wasebenza ekuye. UJesu lo okuthumayo uyahamba lawe futhi ukuwe. Futhi kuba umoya lo uphila kuJesu Kristu, wamenza wenza futhi waziphatha ngendlela enza ngayo, kuza kuba nomqondo ukuthi kuza kwenza njani lapho kukuwe. Ngoba leyo mpilo kayingeke itshintshe, izahamba isuka emzimbeni isiya komunye umzimba, kodwa kayingeke itshintshe imvelo yawo ngoba inguNkulunkulu. Manje kuJohane 14 nje kasibaleni kancinyane, siqala kundima 10. Ngawukholwa yini ukuthi mina ngikubaba nobaba ukimi? Imisebenzi amazwi mina engiwakhuluma kini ngangizikhulumeli ngokwami, kodwa ubaba lo ohlala kimi wenza imisebenzi yakhe. Cabanga ngalokho. Manje ngikholweni ukuthi ngikubaba nobaba ukimi. Uba kungenjani, ngikholwani ngenxa yemsebenzi ngokwayo. Ngiqinisile ngithi kini, lo okholwa kimi umsebenzi engiyenzayo uzayenza, laye futhi imisebenzi emikhulu kulale uzayenza, ngoba mina ngiya kubaba wami. Alikuboni na bona ukuthi ukhulume njani lapha? Manje khangelani lokhu ukuthi lokhu uphuma njani. Ngizabala phambidlana, siza kubala sehla pho sekufike kundima 20. Futhi loba yini elizayicela, ngasiboneni bengile yebo aha kulungile. Futhi loba yini elikucelayo ngebizo lami, lokho ngiza kukwenza ukuze ubaba akhazimuliswe endodaneni. Nga licela ulutho ebizweni lami ngiza kulwenza, nga lingithanda gcinani imilayo yami.
And I will pray the Father.
Futhi ngiza kucela ubaba. Manje khangelani. Futhi uzalipha omunye umduduzi ukuze ahlale lani nini lanini.
Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it seeth him not, neither knoweth him.
Umoya weqiniso lo umhlaba ongeke umamukele ngoba ungamboni ungamazi, kodwa lina liyamazi ngoba uhlala kanye lani futhi uza kuba kini. Ubani lo moya manje ke? Uyini umoya ongcwele? UKristu ekuwe umduduzi, yiwo umoya ongcwele. Futhi lapho umduduzi esebuyile uzakwenza izinto ezifanayo lezo engazenzayo lapho umduduzi ekimi. Ngiza kucela ubaba futhi uza kulipha umduduzi. Liyamazi umduduzi, umhlaba awumazi, kawusoze ube mazi, kodwa liyamazi ngoba uhlala lani. Manje uJesu ekhuluma, kodwa uza kuba kini. Nanko ke lo ngumduduzi uza kuba kini. Ngangikulichiya lizintanda, ngiza kuza kini. Manje lo ngumduduzi uKristu. Yikho lokho umoya ongcwele oyikho unguKristu. Kuyiseyisikhatshana umhlaba awusayi kungibona, njalo kodwa lina liza ngibona ngoba ngiyaphila. Lani liza kuphila. Oh, singaqhubeka sisiya lokuya, kodwa ukuthi libe kwazi lokhu uyini. Uluphawu, uyisibonakaliso, ungumduduzi. Bona konke lokhu ayikho, inzalo ka-Abraham, indla, ilifa lakho. Manje kasifumaneni njalo ukuthi kuyini okunye umduduzi ayikho. Ngasiyeni kuJohane wokuqala 16:7, sibone nxa engayisuye ummeli futhi. Liyakwazi lokhu ummeli ayikho. Ukuba ngummeli, silo mmeli, siyakwazi lokho. UJohane wokuqala isahluko 16. Oh, manini okomzuzu, ngiyaxolisa. UJohane ongcwele kungu 16:7. Ngiyaxolisa sibili. Ngikhulume lokho, ngibale lokho kubi. Kwelami ngithole 16:7.
Nevertheless, I tell you the truth.
Kodwa ngilitshela iqiniso, kulilungele ukuba ngihambe, ngoba nxa ngingahambi umduduzi kayikuza kini, kodwa nxa ngihamba ngizamthuma kini. Futhi lapho esefikile uza kuqondisa umhlaba ngesono langokulunga langokwahlulela, ngesono ngokuba bengakholwa kimi, ngokulunga ngoba ngiyakubaba futhi lina kalisayi kungibona njalo, ngokwahlulela ngoba umbusi walumhlaba wahlulelwe. Mina bo Manje ummeli utholakala ku Johane wokuqala 2:12. Manje kasibaleni lokho okumzuzu nje uJohane wokuqala 2:12. Ngiyaxolisa uJohane wokuqala 1:2 kuyikho ngila lokho okulotshiweyo phansi uJohane wokuqala 2:1 kusiya ku 2.
My little children,
bantwana bami abancinyane, lezi zinto ngizilobela kini ukuthi lina lingoni, futhi uba umuntu esona silommeli kuba uJesu Kristu olungileyo.
Who is the advocate? Jesus Christ.
Ngubani ummeli? UJesu Kristu olungileyo.
And he
futhi yena uyi inhlawulo yezono zethu. Futhi kungasikho ezethu kuphela kodwa njalo lezono zomhlaba wonke. Uyini umoya ongcwele? Ungummeli. Kuyini okwenza? Kuyini ummeli? Kuyini akwenzayo? Wenza ummeli kulesiha. Uya uma endaweni yakho. Uya wenza izinto ongeke uzenze. Uya uyi inhlawulo yezono zakho. Uyikulunga kwakho. Uyikusiliswa kwakho. Uyimpilo yakho. Uyikuvuka kwakho. Uyikho konke uNkulunkulu alakho kuwe. Ungummeli. Singangena kanjani ngokugcweleyo lalokho futhi sikucacise lokho ukuthi uyasenzela ukunqusela ngokungazi kwenu. Kwesinye isikhathi lapho silo moya oyingcwele ngokungazi singena kwenye into, umoya ongcwele ulapho usimela. Ungummeli wethu, umela ezethu, uligqetha lethu, uyama lapho futhi asikhulumele. Kasizikhulumeli ngokwethu ngoba umoya ongcwele ophakathi kwethu uyazikhulumela. Umoya ongcwele esipha ukuphumisela kwezinye izikhathi ngamazwi ongeke uwazwisise futhi wenze ukusinqusela. Yikho lokho umoya ongcwele oyikho. Lapho ngingena loba kukuphi, ngihamba njengomntwana omncane, uhamba njengomfo omncinyane. Thina sihamba emhlabeni omnyama, ogcwele izitha, ogcwele isono, ogcwele izithiyo, ogcwele izinto zonke. Wena uthi, ngiyesaba ukuthatha impilo yesiKristu, ngiyesaba ukwenza lokho, ngiyesaba ngizakwenza lokho.
We have an advocate. Amen.
Ungesabi. Silaye ummeli. Amen. Oh, uma lathi uphakathi kwethu futhi uyasinqusela. Umoya ongcwele isikhathi sonke, isikhathi sonke esimela sonke isikhathi. Ungummeli wethu. Oh, simbonga okunganani uNkulunkulu ngalokho. Uphawu isibonakaliso, umoya wokuphila, uNkulunkulu wasezulwini, umduduzi, ukuphila, ummeli. Uyini yena? Oh, mina bo, singaqhubeka okwamahola sisiya ngakho. Siza kutshintsha nje okomzuzu. Manje siza kubuza kathesi. Wathenjiswa kithi ensukwini zokucina. Lumeli uphawu isithembise yonke into leyo esikhulume mayelana ngaye lobu busuku kanye nenkulungwane ezilithumi eziphindwe kanenge kwenziwa kwaba isithembiso kithi osukwini zokucina. Babe ngelawo ngalolo suku, babe lophawu nje enyameni yabo njengophawu futhi lesibonakaliso. Bekholwa ukuthi wawusiza futhi bahamba ngethunzi lomthetho okuyikuthi basokwa ngenyama. Lamuhla kasihambe ngethunzi lomthetho. Sihamba ngamandla okuvuswa. Sihamba ngamandla kamoya. Lo oluphawu lwethu lweqiniso, ummeli wethu weqiniso, umduduzi wethu weqiniso, sibonakaliso sethu seqiniso ukuthi sizelwe sivela phezulu. Abangazwisekiyo abantu, abangajwayelekanga, abenza okumangalisayo, bethatha uNkulunkulu elizwini lakhe, bebiza yonke into ngokuthi kayiqondanga. Ilizwi likaNkulunkulu liqondile. Lokho mina bo, yikho lokho umoya ongcwele oyikho. Ngiyawufuna wona na? Awungeke uthande ukuba lawo. Kasiboneni uba wathenjiswa. Manje kasibuyeleni ngemuva ku-Isaya. Ibhuku lika-Isaya. Kasithatheni isahluko 28 sika-Isaya. Manje sesisiya ku-Isaya 28 futhi siza kuqala phose nge. Kasithatheni indima ka-8 sibone lokho u-Isaya ayekuthoyo amakhulu ayisikhombisa leminyaka elithumi lambili ungakabuyi.
okuningi. Singakhuluma okuningi ngalokho. Buyela emuva, yonke indlela emuva. Kodwa sizaqalisa nje khona lapha futhi sibone uba wathenjiswa ebandleni. Yiluphi usuku owawufanele ubuye ngalo phezu kwezinsuku zokucina? Lapho kuza kuba khona ukubona. Manje kumbula ibala likubunenge. Insuku ezimbili zokucina. Iminyaka ezinkulungwane ezimbili zokucina.
Now the eighth verse.
Manje indima yes 8. Wonke ngoba wonke amatafula agcwele ukungcola kuze kuthi akusela ndawo ehlanzekileyo. Dinga indawo yonke lamuhla ukukufumana. Thalaza futhi ubone uba sikulolo suku. Wonke amatafula ngani bayahamba esidlweni senkosi futhi into yokuqala emzileni wezinto ezibonakalayo bathatha ucezu oludala lwesinkwa esilula kumbe amabhiskiti esoda futhi bawahlephule futhi bawenze isidlo. Lapho lokho kufanele kwenziwe ngezandla zikamoya ongcwele lesinkwa esingelamvubelo okristu kangcolanga futhi kalangcekeza futhi lokho kumela yena. Enye into banika abantu abanathayo abaqamba amanga abatshontshayo ababhemayo abahlafuna igwayi. Loba yini nje ingqeko kuphela bengabebandla kude lakho. Nxa umuntu ekuthatha lapho sisidla lokho lapha yena uyazikhokhela futhi ezinathela ukulahlwa ngokwakhe engadaluli umzimba wenkosi nxa engayiphili impilo ngoba khatshana lawo. Futhi nxa ungakuthathi kutshengisa ukuthi unembeza wakho ulecala. Lo ongadliyo akala ngxenye la kwatsho uJesu. Kodwa wonke amatafula enkosi asegcwele ukungcola. Akulandawo eyodwa ehlanzekileyo. Lalela, nxa lokhu kungafanekisi lamuhla. Ngubani azamfundisa ulwazi? Futhi ngubani azamenza azwisise imfundiso? Ngubani ozazwisisa ulwazi? Ngubani angamenza azwisise imfundiso? Awu, busisa uNkulunkulu. NgingumPresbyterian, NgingumMethodist, NgingumPentecost, NgingumNazarene, NgingumPilgrim, Holiness. Lokho kakutsho lutho olulodwa kuNkulunkulu ngelinye itafula. Ngubani engizamenza abekwazi imfundiso? Uhlobo bani lwemfundiso? Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, imfundiso yeBhayibheli. Ngubani engizamenza abekwazi imfundiso? Kuba kwazi njani lapho usulawo? Sizangena kulokho ngolwesihlanu ebusuku bona. Ngubani engizamenza abekwazi imfundiso? Manje khangela labo abalunyulwe ecagweni futhi bakhutshwa emabeleni. Abantwana abancinyane bathi awu ngiyahamba ebandleni. Umamam wayengowe ebandla leli. Angila lutho lokumelana lalokho mfowethu othandekayo futhi ngiyananzelela lokho kuyafakwa kuthepha. Kulungile lokho ungowe ebandla likamama kodwa lalela umama wahamba kokunye ukukhanya wena uhamba kokunye. ULuther wahamba kokunye ukukhanya. UWesley wahamba kokunye ukukhanya. UWesley wahamba kokunye ukukhanya. IPentecost yahamba kokunye ukukhanya. Kodwa sihamba kokuphezulu kulalokho lamuhla. Futhi nxa kulesinye isizukulwane sihamba ukwedlula thina. Ngemva ensukwini zakuqala lapho into isasebanzi sibili. ULuther wafundisa ukulungisiswa ngokholo. Lokho kwakuyikuletha abantu bevela esikatolikeni besiya kuprotestanika besiya ebudlelwaneni elizwini. Ukulungisiswa ngokholo lokho kwakuyisibanga esikhulu esibanzi kabazange basuke kulokho. Kweza eyinye imvuselelo okuthiwa yiJohn Wesley yabanyekela phansi kulokho futhi kwamletha phansi ekungcwelisweni. Phila impilo enhle ehlanzekileyo, impilo engcwele engcweliswe ngelizwi likaNkulunkulu. Lipha intokozo enhlizweni yakho. Lokho kwanyikinya kwasusa imfundiso yamaLuthera eningi. Kona-ke kwasokusiza iPentecost lo babhaptizo lukamoya ongcwele futhi lwakunciphisa ukusehla njalo ngokwamukela umoya ongcwele kunjalo. Futhi kathesi lokhu kwaqala ukunyikinyekela phansi futhi lezipho futhi lokubuyiselwa futhi lo moya kaNkulunkulu usungenile phakathi ekugcwaleni kwezibonakaliso lezimangaliso kusiya ebandleni futhi kwanyikinya iPentecost. kuyini sesiseduze lokubuya kwenkosi kuJesu kuze kuthi umoya wona lo owakuye ususebenza ebandleni isenza zona izinto ezifanayo ayezenza lapho elapha emhlabeni akukaze kube ngapi ngemva kusukela esikhathini sabapostoli kuze kube kulesi isikhathi ngani bona kubanzi kunciphi 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 kuyini njengesandla sakho sisiza esithunzini inegative 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 kodwa kuyini kuyisithunzi waye eyini uLuther isithunzi sikaKristu waye eyini uWesley isithunzi sikaKristu khangela isikhathi sikaBilly Sunday sisanda kuphela nje ngolunye usuku uDr Whitney omdala wafundisa khona lapha kuley pulpit okugcina kwaba kudala wafa ephose waba lamachumi ayisifica munye munye ngiyathemba uBilly Sunday wayengumvuseleli emabandleni apholileyo nje osukwini lakhe wayenganxenye wayesima phezulu lapho futhi ememezela lonke lina ma-methodist wozani elathini bachumayele lani lonke lonke lina ma-baptist wozani elathini lina ma-presbyterian wayenganxenye wayengubilly graham walolo suku nanzelela futhi ke isikhathi sinye ibandla elipholileyo lisiba lemvuseleli yabo kuyini okwathatha indawo i-full gospel ya isiba lemvuseleli kweza abafo wabo bakaBoswell uSmith Wigglesworth noDoc Price uAmy McPherson bonke labo khangela uSmith Wigglesworth wafa ngobunye ubusuku uDokotela Price wafa ngokusa okulandelayo phakathi kwamahola angamachumi amabili lani ngasinsenkundleni manje isiphetho samsiyes khangela kungalizwa kangako ngoBilly Graham ngalizwa kangako ngoOral Roberts ngiyabona imihlangano yami iyafiphala luyini uhlupho sesisekucineni esinye isikhathi wangena njani uBilly Sunday labo abanye bangena nje emva kwemvuselelo enkulu kamudi umudi wangena nini emva nje kwemvuselelo kaNox uNox wangena nini khona nje emva kwemvuselelo kaFini uFini emva kukaCalvin uCalvin emva ngakho uWesley futhi uWesley emva kukaLuther kusiya phansi ngesikhathi kweza masinya lapho enye imvuselelo iphela uNkulunkulu iyavusa enye futhi aphosele ukukhanya okunenge kuyaqhubeka kusiya njengalokho manje sesisekugcineni kwalesi sikhathi umuntu ngamunye ukhangele emaphethelweni okugcina kwakhe ekubuyeni kukaKristu kodwa babe lokunenge kokukhangelela kukho ukuphenduka kwabajuda amasosa aphaphayo esibhakabhakeni zonke izinto esizibonayo lamuhla kodwa sisekugcineni sesilapha kathesi bakwazi ukuthi ibandla laliza kwamukela amandla ayeza sebenza ebandleni imisebenzi efanayo kaKristu ngoba lapho isithunzi sijula lokujula futhi sikhanyisa kakhulu ungathatha ithunzi kude lomthunzi ukukhanya okuncinyane okutholayo kwethunzi emva kwesikhatshana ithunzi liyasondela futhi lisondela kuze kuthi isihlahla lethunzi sokuyinto nye manje umoya kaNkulunkulu usebenzile ngaphansi kokulungisiswa phansi kukaLuther ukungcweliswa phansi kukaWesley ubhabhathizo lukamoya ongcwele phansi kwePentecost futhi nanku kulapha osukwini lokucina usenza lokwenza zona kanye izinto ezifanayo lezo okwazenzayo lapho kusasekuKristu kuyini ibandla loKristu sebemunye futhi masinya lapho bona bebambana ndawonye lokhu kuxhumana kokucina uzahamba esibhakabhakeni ememeza uWesley uzavuka uLuther labanye babo bonke ngemva kulezo nsuku ngale lo ongokuqala uzakuba ngokucina lo ongokucina uzakuba ngokuqala futhi lapho kuzakuba lokuvuka sesisesikhathini sokucina lalela yikho lokho umoya ongcwele okwenzayo umoya ongcwele ngokulungisiswa bona okulithunzi nje okuncane kwakho umoya ongcwele ngokungcweliswa isithunzi esijule kancinyane sakho umoya ongcwele ngokubhabhathizwa kwakho isithunzi esijulileyo manje umoya ongcwele ngokubuyiselwa kobuntu bawo ngokuba phakathi lapho usenza izibonakaliso lezimangaliso njengalokho akwenzayo ekuqaleni dumo uzangibiza umgiqiki ongcwele kungenani ungahle uqale kathesi lalelani bazalwane lalelani kulokho wonke amatafula agcwele amahlanzi bakula ndawo ehlanzekileyo kubani aya kumfundisa ulwazi kubani abaza kumenza abekwazi ukuzwisisa imfundiso labo abalunyulwe ecagweni futhi basuswa ebeleni Nathi ingane ezincane, ingane ze Presbyterian, ingane ze Methodist, ingane ze Pentecost, ingane ze Lutheran, ingane ze Nazarene. Ufuna umuntu ofisayo ukusuka emabeleni futhi adle inyama eqinileyo. Nanku kusiza. Ngoba isilayezo kufanele sibe phezulu kwesilayezo, umzila phezu komzila, okuncinyane lapha lokuncinyane lapha. Ngoba kanye ngendebe ezigagasayo lezinye indimi ngiza kukhuluma kulaba bantu. Kulo athi lokho yikuphumula, lapho lingabangela abadiniweyo okuphumula. Futhi lokho yikuhlumelela, kodwa kabayi kukuzwa. Umoya ongcwele nxa lokho kungeyisiyo nje indlela owabuya ngayo ngosuku lwePentecost owaprofethwa iminyaka engamakhulu ayisikhombisa lamachumi amabili ungakabuyi. Nanku ulapha ngosuku lwePentecost weza khona kanye. Omunye umuntu wathi ukugcina usuku lweSabatha kangali kumbe kangithathi lula okwebandla lomunye umuntu kumbe inkolo. Kodwa wathi usuku lweSabatha, iSabatha likaNkulunkulu, kwakulusuku lokuphuma. Nanti usuku lokuphuma. Lokhu yikuphumula. Wathi ukuthi ngibangele abadiniweyo baphumule. Lokhu yikho. Amen. Kuza kuba isilayezo phezu kwesilayezo, umzila phezu komzila. Nanku ukuphumula. Uyini umoya ongcwele ukuphumula. Oh, wozani kimi lonke elikhatheleyo lelisindwayo, futhi ngizalipha ukuphumula. Uyini yena? Ngulo obuya kuwe okupha ukuthula. Bonakaliso sakho, umduduzi wakho, ududuzekile ekuphumuleni, uphawuliwe. Kunjani? Uyisibonakaliso. Umhlaba uyazi enye into yenzakele kuwe. Uyini wona? Ungumduduzi. Uyini wona? Uphawu. Usekuphumuleni. Ule ungummeli wakho. Nxa wena enye into isenzakala kuwe, kulenye into lapho ukwenza ummeli kuwe khona masinyane. Bona esenza ukunxusela. Ngumoya kaNkulunkulu uphila ebandleni. Waprofetha khona kanye lokho owawuza kuba yikho lapho usiza. Uza kuba ngokungapheliyo ukuphumula okulaphakade. UNkulunkulu wenza umhlaba. AmaHebheru isahluko 4. UNkulunkulu wenza umhlaba futhi waphumula ngosuku lwesikhombisa. Kunjalo usuku lwesificamunwembili lwaphenduka ngalapho ngaphansi kwapha lokhu kubaJuda okwesivumelwano okwesikhathi esithile. Kunjalo kodwa bayahamba futhi baphumule okosuku olulodwa, babuyele usuku lokuqala lweviki, baqalise njalo futhi kakutsha, baqalise njalo. Lokhu kayisikho ukuphumula lokho uNkulunkulu akhuluma ngakho. Lapho uNkulunkulu esenza umhlaba ngensuku eziyisithupha, lapho esiyaphumula, waphumula kusukela lapho kusiya. Kunjalo lokho kuqeda indaba. Akazange aphenduke ngosuku lwesificamunwembili futhi waqala njalo. Kwakuyisithunzi kuphela. Manje lo kwakungumfanekiso njengenyanga elangeni. Kodwa lapho ilanga liphuma, asidingi nyanga futhi. Manje nanzelela lokho. Oh, kusambulo 11. Umfazi olenyanga ngaphansi kwenyawo zakhe, futhi lelanga ekhanda lakhe. Oh, singavula lonke iBhayibheli kusukela esibekelweni usiya esibekelweni, futhi ngilitshengise bona. Kodwa kuyini lapho iBhayibheli lathi kumaHebheru isahluko 4, aluba uJesu wabapha ilanga lokuphumula, wayezabe ekhulume ngakho emva kwalokho? Wayezabe ekhulume ngosuku lokuphumula. Lusuku bani akhuluma ngalo ukuphumula? Wozani kimi lonke elisindwayo lelikhatheleyo, futhi ngizalipha ukuphumula. UMatthew isahluko 11 indima 22. Khangela khona ke siyathola ukuthi lapho sisiza kuye, ngoba yena atsho amaHebheru 4, osengene ekuphumuleni kukaJesu usesukile emsebenzini yakhe yasemhlabeni, njengoNkulunkulu wenza kweyakhe lapho esenza umhlaba, ukungabuyeli kuwo njalo. Kuze kube nini? Uphawuliwe kuze kube nini? Ngomoya ongcwele kuze kube lusuku lokuhlengwa kwakho. Nanko lokho kuphumula, induduzo, ummeli, uphawu, umkhululi. Ngiba sengathi ngithaba ngedlulise, kumbe ngiba sengathi ngiyabusiswa. Oh, ngabe uthenjisiwe kithi bowethu Branham, kufakazelwe liBhayibheli na? Kulungile, asihambeni kuJoweli sithole ukuthi uJoweli kwathini ngakho. ngilokubonga okunganani ngelizwi elibusekileyo likaNkulunkulu. Liyalithanda na? Ngicabanga ukuthi aluba kwakungayisilo lizwi angikwazi lapho ebe siza kuma khona. Kulungile. Sikujoweli kathesi. Sesisiya kuJoweli isahluko 2 sikaJoweli futhi siza kuqalisa kundima 28. UJoweli 2:28 iminyaka engamakhulu ayisificamunwembili ngaphambi kokubuya kukaKristu umprofeti emoyeni manje lalela. Futhi kuza kuthi emva kwalokho ngiza kuthulula umoya wami phezu kwenyama yonke. Amadodana enu namadodakazi enu azaprofetha, amadoda enu amadala azaphupha amaphupho, futhi le nsizwa zizabona imboni. Futhi njalo naphezu kwenceku zami, naphezu kwencekukazi yami ngiza kuthulula kulezi nsuku, ngizathulula kulezo nsuku okomoya wami. Futhi ngizatshengisa izimangaliso ezulwini phezulu lasemhlabeni, igazi, umlilo, lezinsika zentulo. Ilanga liza kuphendulwa libe mnyama, lenyanga ibe ligazi. Phambi kolukhulu futhi usuku olwesabekayo lwenkosi luza kuza. Futhi kuza kuthi loba ngubani ozabiza ibizo lenkosi uza kukhululwa. Lokho Joweli likela nanzelela imisebenzi 2 uPetro wathatha indima efanayo. Wathi, lina madoda ku-Israyeli, zwanini amazwi ami, laba abadakwanga, laba abaphawuliweyo, baduduzwa, abangazwisekiyo, abantu ababekwe uphawu. Abadakwanga njengokuba licabangele imisebenzi 2 sibona ukuthi leli lihola lesithathu losuku. Kodwa lokho yilokho okwakhulunywa ngakho nguJoweli umprofeti esithi, kuza kuthi ensukwini zokucina ngiza kuthulula umoya wami phezu kwenyama yonke. Uyini wona? Uyini umoya ongcwele? Kulungile. Manje asinanzeleleni njalo. Wathenjiswa kumakholwa, yikho lokho oyikho. Manje lo moya ongcwele siyathola ukuthi uyini. Okomzuzu nje, uthenjiswe kubani wona? Kumakholwa. Manje asiyeni uLuka isahluko 24 sika Luka. Lalelani lokho uJesu akuchoyo emazwini akhe okugcina engakasuki emhlabeni. uLuka isahluko 24. Futhi lina elibhala lokho phansi kathesi, lingakubhala phansi khona ke bese likufunda khona kusasa lapho selilesikhathi esinenge. Manje Luka 24:49 lalelani uJesu ekhuluma ekugcineni lapho esenyukela phezulu enkazimulweni ukwenyuka. Nanka lapha amazwi awachoyo kubafundi bakhe, khangelani ngiyathumela isithembiso sikaBaba wami. Isithembiso bani? Uphawu, isibonakaliso, umduduzi, futhi lezi zinto zonke lezi engikhulube ngazo ngokuphindwe ngezinkulungwane njalo. Ngiyathumela isithembiso sikaBaba wami phezu kwenu. Isithembiso ba leso uIsaya asichoyo ukuthi siza kuza ngendebe ezigagasayo, futhi lezinye indimi ngiza kukhuluma kulaba bantu. Ngizathumela ukuphumula lokho phezu kwenu. Ngizathumela lokho uJoweli akhuluma ngakho ukuthi kuza kuthi emva kwalokho ensukwini zokugcina, utsho uNkulunkulu, ngizathululela umoya wami phezu kwenu. Ngizathumela kini ukuthi ngenze izizwe zonke, abantu bonke kusukela eJerusalema. Ngiza ngenisa inzalo kaAbraham ngaphansi kwalesi sivumelwano. Ngizababeka uphawu munye lamunye wabo bona. Ngizathulula umoya wami. Ngizathumela isithembiso sikaBaba wami phezu kwenu. Kodwa hlalani, kutsho lindani emzini weJerusalema lize ligcwaliswe ngamandla avela phezulu. Uyini khona ke umoya ongcwele? Amandla avela phezulu. Hatshi amandla avela kumbhishophu, hatshi amandla avela ebandleni, kodwa amandla avela phezulu. Abuya njani lawo mandla? Ngokujoyina ibandla na? Ngiyakugolomba ukuthi ukwenze uthi lokho kuqondile. Ngokujoyina ibandla, ngokuqawulana izandla lomtshumayeli, hatshi umzana. Manje kini amakatolika, ukukhupha ulimi lwakho futhi lithatha isidlo sokuqala, hajini umzana. Abuya njani amandla avela phezulu. Asibaleni phambindlana. Kancinyana asihambeni ku imisebenzi 1:8. Bayabuthana ndawonye kathesi. Manje bakhuluma ngoJesu lapho. Lapho bekutheni ndawonye futhi bagcoba omunye ukuthatha indawo kaJudas. Imisebenzi 1:8. Kodwa liza kwamkela amandla emva lo umoya ongcwele ubuya phezukweni. Ini kuba lililunga leBranham Tabernacle na hatshi kuba lililunga leMethodist ibandla leKatolika iPresbyterian hatshi njalo eBhayibhelini. Leyo yimfundiso enziwe ngumuntu. Kodwa liza kwemkela amandla emva kokuba usube ngumthumayeli hatshi mnumzana. Liza kwamkela amandla emva kokuba uthole iBachelor of Arts hatshi mnumzana. Liza kwabuya amandla emva kokuba uthola ititi yakho hatshi nomzana. Liza kwamkela amandla emva libhapathizwe emanzini hatshi nomzana. Liza kwamkela amandla emva kokuba selithethe isidlo soqala hatshi nomzana. Konke lokho izinto ezenziwe ngumuntu. Lalela lokho iBhayibheli elakutshoyo, lokho uJesu akutshoyo. Liza kwamkela amandla emva umoya ongcwele usubuye phezu kwenu. Kuyini umoya ongcwele? Ngamandla. Khona ke emva kwalokho liza kuba ngabafakazi lina nje abalithumi lambili lizafakaza eJerusalema. Liza kuba ngabafakazi kimi konke eJerusalema, Judiya, Samaria futhi lasemkhawuleni yomhlaba engakaze ifikwe khona la manje. Futhi lapho esechilo lezi izinto, lapho esechilo lezi izinto, lapho besamkhangeni yena wakhujulwa phezulu emayezini futhi wemkelwa lamsusa emehlweni abo. Kathesi vula ngemva kwekhazi, khangelani iziprofeti lezi zicwaliseka. Futhi lapho usuku lwePentecost selufikile babe sebunyeni bonke babengqondonye endaweni inye. Futhi kungananzelelwe umalusi wangena phakathi futhi ngisuke emzileni lapho angizange na. Kungananzelelwe umpristi wabuya eLatin hatshi. Futhi kungananzelelwe kwezwakala umdumo hatshi nje ukuzenzisa kwakukhona lapho umdumo. Umthumayeli wayesondela emnyango, umpristi wayelesidlo ephuma endaweni engcwele hatshi akulanto enjengaleyo.
There came a sound from heaven, not the rustling of a feet.
Kwezwakala umdumo ovela ezulwini hatshi ukuhanjiswa konyawo. Kwezwa umdumo uvela ezulwini njenge umoya ovunguzayo olamandla. Oh mina bo futhi wagcwalisa yonke indlu lapho ababehlezi khona. Kuyini umoya ongcwele? Nanku la abathola khona amandla. Nanku lapho okufanele balinde khona. Nanku lokho okwayenzakalayo lapho bekwenza. Bonke baprofeta kusukela kuGenesis kusiya phezulu, kusukela kuAbrahama kusiya kuzakuza nokuthi uzakuza njani. Futhi le umela izakuza uyini wona uthenjisiwe ebandleni kumakholwa. Futhi kwagcwalisa indlu yonke lapho ababehlezi khona. Futhi kwabonakala kibo inlimi ezehlukeneyo njengezomlilo. Futhi wahlala phezulu komunye lamunye wabo. Futhi bonke bagcwaliswa ngomoya ongcwele. Futhi baqala ukukhuluma ngezinye indimi lapho umoya ubapha ukuphumisela. Manje sizangena kulokho ngolwesihlanu ebusuku. Sizachiya lokho khona lapho bona. Unjani wona? Uyisithembiso ebandleni, isithembiso ngempela. Kulungile. Manje sizafumana emva kokuba sebecwalisiwe. Babekwa uphawu kwaze kwabanini? Bangaki phakathi lapha abalomoya ongcwele? Kasiboneni izandla zenu. Banenge abalomoya ongcwele kulalabo abangelawo. Sifuna ukuthi libe ngabanye bethu, mfo wethu, dade wethu. Lapho uzwisa lokho oyikho, uyi ungumoya kaNkulunkulu uhlala phakathi kwakho ukwenza imisebenzi kaNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu ethumela loba kuphi umoya wakhe, kuloba yiziphi inceku zakhe, loba baphi abaprofeti bakhe, loba baphi abafundisi bakhe, loba baphi abapostoli bakhe, babehlezi belahliwe ngumhlaba. babe balwa njengaba hlanyana kuso sonke isikhathi esake saba khona nalapho uPaul esima phambili kuka Agrippa wathi endleleni ebizwa ngokuthiwa yibuhlanya kuyini ubuhlanya ukuhlanya endleleni abayibiza ngokuthi ukuhlanya inqumbu yamanati yiyo indlela engikhonza ngayo uNkulunkulu wabo baba bethu ngiyathokoza ukuthi ngingathi ngingomunye wabo yebo nomzana kunjalo ngiyathokoza ukuthi ngingathi ngingomunye wabo manje emva kwalowo moya ongcwele esewele phezu kwabo kwabenza izithandwa okokuthi into yonke bathi ngeyomuntu wonke kunjalo na mina bo yibudlelwano bani sihlabela leyo ngoma kwesinye isikhathi o yibudlelwano bani o intokozo bani yoba uNkulunkulu hikho babengelandaba loba ilanga lalikhanya kumbe lingakhanya abacelanga izinto ezilula ezicele sisayo manje ngiza kwemkela umoya ongcwele kutsho abanye abantu kimi nuprana nga ungangipha isiqiniseko ukuthi ngiza kuba ngolezi gidi nga ungangipha isiqiniseko ngizathola imithombo yamafutha futhi nga ngingathola imigodi yegolide futhi ngibona abantu bafundisa lokho futhi bafundisa amanga uNkulunkulu kathembisanga lezo zinto umuntu owamukela umoya ongcwele akalandaba loba uyaphanza isinkwa kumbe haji akula mehluko kuye uyisidalo esiya ezulwini akala okumbophela lapha la kancinyane kunjalo akalandaba akuze okuzayo akuhambe uhamba loba yini okungaba yikho mabacothozi beyise ulahlekelwe yisithunzi sakho kule ndaba nani usendleleni yakho usiya enkazimulweni haleluya amehlo akho abekwe kuKristu futhi usendleleni yakho awulandaba ukuthi umhlaba uthini yikho lokho umoya ongcwele oyikho ungamandla uluphawu ungumduduzi ungumele uyisibonakaliso oh mina bo isiqiniseko ukuthi uNkulunkulu ukwamukele ngithethe isikhathi eside okunganani ngileminye imizuzu eyisifica munembili njalo kulungile akuthi mina ngilembhalo emnenge lapha angicabangi ukuthi ngingayingenisa phakathi kodwa siza zama esingakwenelisa manje emva kokuba umuntu esegcwaliswe ngomoya ongcwele kungenzakala ukuthi ukuzingelwa lezinto kungabangela ukuba aphenduke futhi manje akayi kulahlekelwa ulokho eyindodana kaNkulunkulu kuzahlala enjalo ngoba uPauliwe okwesikhathi esinganani kunjalo yikho lokho iBhayibheli elakuchoyo manje emva kokuba abafundi sebetshayiwe bahlekwa usulu benziwa inhlekisa ngabo lento yonke bacabanga ukuba sokuyisikhathi sokubuyela ndawonye okwesikhatshana asivuleni kuimisebenzi isahluko 4 futhi sibone lapho lokho okwenzakalayo manje lokho kukini lina bantu ese bevele belawo imisebenzi isahluko 4 manje uPetro loJohane babechayiwe bafaka entolongweni ngokusilisa ngokuba lenkonzo yokusilisa phandle esangweni lebandla bangaki abakwaziyo lokho kwakule ndoda eyayilele lapho eyayingathi ilimele enyaweni zakhe wayengakwanisi ukuhamba waye njalo okweminyaka engamachumi amane futhi uPetro wedlula ngalapho futhi wathi waphakamisa inkomitho yakhe ukuthola enye into yokubeka enkomithini yakhe ukuthi athole ukudla futhi uPetro watshengisa ukuthi wayengumchumayeli ogcwaliswe ngumoya ongcwele wayengelamali wathi isiliva legolide kangilakho bona wayengelandaba ngalokho kodwa wayeyisidalo esiya ezulwini ngifisa kanganani ukuthi ngabe besilesikhathi sokubeka kulokho okwesikhatshana lapho bona wayesiya ezulwini wayedukizekile wayelomoya wayelamandla wahamba esiya futhi wathi isiliva legolide kangilakho kodwa lokho engilakho ngiza kupha khona akula kuthandabuza indoda yathi kuyini olakho mnumzane yilokho ngilenye into enhlizweni yami eqalise phose insuku ezilithume ezidluleyo ngangisendlini yaphezulu lapho futhi kungananzelelwe nje zonke izithembiso uNkulunkulu azenzayo ngahamba loJesu Kristu okweminyaka emithathu lengxenye ngagola inhlanzi layo ngidonsela phandle inhlanzi ngenza izinto lezi ezihlukeneyo futhi ngangimbonile esilisa abagulayo nga waqhubeka engitshela ubaba ukimi kodwa lapho sengihamba uzabuya phakathi kwenu ngakho angizange ngikuzwisise lokho kodwa wathi manje angikukhangeleli ukuthi ukuzwisise awuzizwisisi lezi zinto uyazithola nje angikuzwisisi lakathesi futhi ungangitsheli ukuthi uyakuzwisisa ngoba kawukuzwisisi bona ngakho angikwanisi ukuzwisisa angikwanisi ukucasisa kodwa into kuphela engiyaziyo ngilawo awu uthi lokho akusikho ngokweze science oh ngeqiniso uyikho khangela lawo amagetsi lapho uBenjamin Franklin ekubamba wathi ngikutholile wayengakwazi lokho ayelakho kodwa wayelakho futhi ngifuna omunye umuntu angitshele lokhu busuku lokhu amagetsi ayikho abakabikwazi manje lokhu ayikho kodwa silawo amen kunjalo akula muntu okwazi ukuthi amagetsi ayini bengawabophela bawayenze akhanye bawayenze avuthe bawayenze enze kodwa enziwa ngamagenerator iziqamu ezimbili zigijima ndawonye njengalokhu uyaletha lokho futhi yikho kuphela abakwaziyo kuzaletha ukukhanya futhi kulamandla phakathi kwakho futhi lokho kunjengomoya kaNkulunkulu lapho uthola isiqamu esisodwa kunguwe futhi lesinye isiqamu kunguNkulunkulu futhi ukwenze kugijima ndawonye njengalokhu kuzakwenzela ulutho kunjalo kuzakupha ukukhanya kuzakupha amandla awukwazi lokho okuyikho futhi awusozi ukwazi lokho okuyikho kodwa uzakwazi lapho usiba lawo leyo yinto eyodwa eqinisekileyo futhi ungowakho ngowakho isiqiniseko kunjalo kutshengisani lokho kukhanya na kulesiqiniseko kuyikukhanya manje nanzelelani lokho manje awukwazi ukuthi kuyini kodwa abafu laba bathi awu baza bakhuluma into eyodwa abayazi yakwazi ukuthi kabafundanga amanye amanati amaningi liyabona njengomjelimane omncinyane wathi wayeyilo bona wathi kabazi futhi kabafundanga kodwa babela ngolwenhlanzi lowo mbazi phansi phesheya kothiwa uJesu ngiyalitshela ngoba benza izinto ezifanayo azenzayo yikho lokho umoya ongcwele oyikho kuJesu ephila phakathi komguli wenhlanzi ongazilutho umbazi kumbe loba kuyini umthumayeli ongazilutho loba yini oyikho ngumuntu ofuna ukungabi lakwazi ezintweni zomhlaba futhi avumele uJesu abuye phakathi kwakhe umoya kaNkulunkulu uphawu umduduzi akala ndaba loduku into kuphela ayifunayo nguNkulunkulu lapho uNkulunkulu ehlela ukuhlela wathi lina lonke malevi ngilibizile futhi ngalenza abapriest futhi labafo wenu bonke abanye izizwe ezilithumi lambili futhi ezinye izizwe ezilithumi lanye zizali badala okwethu lapho uthola izitsha eziyisifica munwe munye zama apula dulula isitsha esisodwa kumalevi lapho ungenisa izimvu zakho phakathi eholu lapha thatha imvu yechumi angilandaba nxa ingencinyane kumbe enkulu enonileyo kumbe ecakileyo lokho kungokwabo levi manje malevi lapho lithola konke lokho khona ke likuphe okwechumi lani enkosini lenze umnikelo wokuzungezwa umnikelo wokuphakanyiswa iminikelo ehlukeneyo likhuphe okwechumi enkosini what Moses okwengxenye yakho ngingowakho oh mina bo what ngiyisabelo sakho esisuthisayo futhi yikho lokhu umoya ongcwele oyikho ebandleni lamuhla isiliva legolide kangina kodwa ngilesabelo esisuthisayo haleluya imfundo angikwanisi lokubala leli ibhuku kodwa ngilesabelo esisuthisayo lokho kuhle idegree lobudokotela angilalo leli lodo ama PhD kumbe ama LD kumbe akula okunye njalo kodwa kulento eyodwa engilayo isabelo esisuthisayo iyo ingxenye engifunayo iyo ingxenye kuNkulunkulu afuna ube layo phosela ezinye zonke lezi izinto ezindala khatshana sonke isithunzi layo yonke into futhi uhambe phandle futhi uthathe isabelo sikaNkulunkulu esisuthisayo ngoba lokho olakho kwalumhlaba uzakuchiya lapha lapho usuhamba kodwa nxa ulesi qamu esisuthisayo kuzakuthatha kukuse phezulu nje ngokuqinisekileyo sihleli sithatha i-insurance lamuhla ukupha umngcwabi asithatheni isabelo sikaNkulunkulu esisuthisayo futhi sithathe ovusayo kulokuthatha ongcwabayo biyazi baya sebenza bonke manje kasiboneni kwathi sebeyekelwe basuka baya kwabakibo ngatsho ukubuyela kuba-priest bona lokho kwatshengisa ukuthi babelakho babengayikubuyela emuva kuleyo endala epholileyo into yokubamba amehlo njalo hatshi buyela emuva futhi uthi manje khangelani lapha lokho abakwenzayo kithi hatshi hatshi ngabela bakibo kwakukhona phose idazin labo lapho kodwa lelo kwakuliqula elaneleyo ingcosana yabantu kwathi sebeyekelwe emva kokuba sebetshayile futhi nokubasongela bathi nxa lingavele libhabhathize ebizweni likajesu futhi kumbe o bengisitsho i awu kunjalo bona nxa ungavele utshumayele ebizweni likajesu futhi loba yini oyenzayo sizalibamba kwathi lokho yikusongela sibili asiyeni kwabanye abazalwane o yiyo indlela ekubambaneni kulamandla ekubambaneni kulamandla kwathi asiyeni nje kwabanye abazalwane futhi sifumane lokho esingakwenza manje bayabuya bonke ndawonye futhi bekhuluma izehlakalo ezehlukeneyo kwathi sebeyekelwe basuka baya kwabakibo futhi babika konke abapristi abakhulu futhi labadala ababekutshilo kubo futhi lapho sebezwile lokhu baphakamisa amazwi abo kuNkulunkulu ngahliziyonye manje lalelani lokho abakutshoyo mkhangeleni bakhangeleni hatshi ukubuyela futhi uthi o enye into mayelana o nkosi ngiyaxolisa kakhulu hatshi base bevele besindisiwe babegcwaliswe ngomoya babelempilo elaphakade baphakamisela amazwi abo nganhliziyonye futhi bathi nkosi wena unguNkulunkulu amen ngiyakuthanda lokho nje mfowethu Palma ngiyakuthanda lokho wena unguNkulunkulu siyakwazi lokho lo owenza amazulu lomhlaba lolwandle futhi lako konke okukukho lo ngumlomo wenceku yakho uDavida wathi manje khangelani lizaphenduka lithi manje asisikho manje phumani phandle lapho futhi lithi awu manje nkosi manje mana umzuzu lapho benza nje inhlekisa kakhulu ngami akachongo ukuthi baza kwenza bonke labo abaphila ngobungcwele kuKristu Jesu baza kuhlupheka ngokuzingelwa awu liyazi ubhasa wami wangitshela ukuthi nxa ebamba abachongi ukuthi babeza kutsho lokhu awu liyazi bangidonsela emthethwandaba ngolunye usuku mayelana ngakho akachongo yini yena ukuthi liza kulethwa phambi kwamakhosi lababusi ngenxa yebizo lami ungacabangi lokhu oza kutsho ngoba akusini okhulumayo ngikubonile lokho kusenzakala izolo umoya ongcwele ohlala kuwe uye okhulumayo bona yena kunjani kulungile ungacabangi lokho oza kutsho nkosi ngolongo wakho umlomo wenceku yakho uDavide ukhulumile kungani ukuba abezizwe baxokozele futhi labantu banakane into eyize amakhosi omhlaba asukuma futhi lababusi babuthana ndawonye bemelana lenkosi yokumelana loKristu wakhe okweqiniso nkosi bemelana lomntwana wakho ongcwele uJesu lo wena omgcobileyo bonke uHerodi noPontius Pilato kanye labezizwe futhi labantu bako-Israyeli babuthana ndawonye ukuze benze loba yini isandla sakho futhi licebo lakho elikumisele ngaphambili ukuthi kwenzeke oh mina bo ngiyakuthanda lokho nkosi benza into uqobo leyo owayithoyo ukuthi bazayenza iBhayibheli lathi ensukwini zokucina kuza kuza abahleka usuku abalamawala abazigugumezayo abathanda intokozo kulokuthanda uNkulunkulu abephula isivumelwano abamangalela abanye ngamanga abangasuthisekiyo abayeyisa abalungileyo bele simo sobuNkulunkulu kodwa belandula abayanga phezu lapho futhi bemkela amandla emva kwalokhu umoya ongcwele usubuyile phezu kwenu bele simo sobuNkulunkulu kodwa belandula amandla akho abanjalo baxwaye yikho lokhu umoya ongcwele oyikho bona lokho okumiselweyo ukuthi kwenziwe manje nkosi khangela ukusonga kwabo futhi uphe inceku zakho ukuthi ngesibindi sonke singakhuluma ilizwi lakho oh ngiyakuthanda lokho kupha lelo thambo lesifuba elidala futhi uthole umgogodla oqotho phakathi lawo manje khangelani lawo singakhuluma amazwi akho ngokwelula isandla sakho ukusilisa oh mfowethu amadimoni kawafi kodwa lo moya ongcwele awufi lawo bona wekwelula isandla sakho ukusilisa ukuthi izibonakaliso lezimangaliso zingenziwa ngebizo lomntwana wakho ongcwele uJesu. Niyabona lokho ababephikisana ngakho, alikuboni na benza into efanayo lamuhla, kodwa akwenzi kuhle la kancinyane. Futhi lapho sebekhulekile indawo yanyikinyeki lapho ababebuthene kuna ndawonye, futhi bonke bagcwaliswa ngumoya ongcwele futhi bakhuluma ilizwi likaNkulunkulu ngesibili. Mina bo bathola enye into lapho besiya phezulu lapho abazange na isithembiso sathi yikho lokho umoya ongcwele oyikho ukukupha isibindi, ukukupha induduzo, ukukupha uphawu, ukukupha isibonakaliso. Oh mina bo lalela, oh ngiyafisa sasile skathi nje singahamba noFilipu kuma Samaria kuimisebenzi 8:14 lina lonke elikubhalayo phansi. Babemkele intokozo enkulu, babelokusilisa okukhulu, kodwa babebhaphathizwe ebizweni likaJesu Kristu. Kodwa bathumela eJerusalema ukuyothatha uPetro, wehla phansi futhi wabeka izandla phezu kwabo futhi bemkela umoya ongcwele. Imisebenzi 8:14 abezizwe kwakulomunye obizo nguKoniliya, wayeyindoda emangalisayo ebhadala okwejumi, wakhela abantu amasinagogu, wahlonipha uNkulunkulu, wesaba uNkulunkulu, umuntu olungileyo, umpresbyterian olungileyo, umethodist, baptist kumbe enye into lokunye, bona indoda elungileyo sibili. Kodwa ngolunye usuku uNkulunkulu wathi uyindoda elungileyo, ngakho ngizathumela emhlanganweni, ngizaletha umtshumayeli wami ngalapha futhi ngimtshele ngakho. Kulungile. Ngakho wabona umbono wathi, hamba phansi eJopa futhi uzathola oyedwa phansi lapho othiwa nguSimoni umtshuli, futhi kulo yedwa uSimoni Petro phakathi lapho, makabuye phezulu lapha uzakutshela indlela ngoba wemkele enye into. Futhi lapho uPetro esima lapho futhi uKoniliya wayeseza kukhonza lowo mtshumayeli, wayeseza kwenza, kodwa uPetro wathi, sukuma ngingumuntu njengawe. Futhi lapho uPetro esakhuluma lawo manje awokuthi babuyela njani emuva ekuqaleni izinto ezifanayo engikhuluma ngazo ukuthi uNkulunkulu wathembisa njani ukuthulula umoya ongcwele, lapho esakhuluma amazwi lawo umoya ongcwele wehlela phezu kwabo. Yebo, yikho lokho umoya ongcwele oyikho ukuthi ungokabani qiniso, futhi bonke bagcwaliswa ngomoya ongcwele. Manje nanzelela kwabase Efeso kwakulomfo wethu ongumbhaptisti okokuqala, wayeliqweda elikhaliphileyo, indoda ehlakaniphileyo, isazi umthetho, indoda enkulu efundileyo. Ngolunye usuku waqala ukubala iBhayibheli futhi wabona kwakuza buya oyedwa obizo nguMesiya. Futhi lapho esenza lokhu ngani, waqala ukuzwa mayelana ngalo Jesu futhi wathi, ngisuthisekile futhi ngokusobala ngiyavuma ukholo lwami ukuthi uJesu nguKristu, indodana kaNkulunkulu. Wayengumbhaptisti oqotho, nango esiza ngalapho, ngiyavuma ngokusobala ukuthi uJesu nguKristu. Waqala ukukwenza khona kakhulukazi ukuthi uNkulunkulu wambizela enkonzweni, uNkulunkulu uzahlala ekhuluma enhlizweni eqinisekileyo. Futhi kwakukhona umthungo omncane wamatende omdala phansi lapho obizwa ngu-Aquila loPriscilla, indoda lomfazi babe ngabathungi bamatende. Imisebenzi isahluko 18 iyakutshela ngakho. Paul babe ngabangani bakhe, babemkele umoya ongcwele ngaphansi kwezandla zikaPawuli lemfundiso yakhe. Bezwa kuthiwa kwakulemvuselelo khona ngale, ngakho bahamba khona kwakulabaphose ijumi kumbe abalijumi lambili abeza kuyo. Ngakho wahamba khona ukuyoyikhangela futhi wezwa lumtshumayeli etshumayela ukuqiniseka kwenhliziyo yakhe, wathi, liyazi ngiyakholwa uzalalela iqiniso. Ngakho emva inkonzo isiphelile wambizela ngemuva kwetende futhi wathi, khangela silo mfo omncinyane ongaba mude kangaka umJuda omakhala ayingwegwe, futhi kodwa lapho esiza uzalifundisa ilizwe likaNkulunkulu ngokusobala. Awu, emva kwesikhatshana uPaul wayesentolongweni ngesikhathi esifanayo, indawo embi kumtshumayeli wesimanje manje, akunjalo na? Kodwa wayesentolongweni futhi inkosi yayimenze kwaba phakathi lapho ngakho emva ukuzamazama komhlaba kusiza kwanyikinya intolongo phansi wathatha umgcini intolongo futhi labendlu yakhe futhi kwababhaphathiza bonke ebizweni lenkosi uJesu futhi wasuka wasesiza ngalapho futhi wayekhuphe uDeven phandle kwencinyane inkazana endala phansi lapho ebhula futhi khona-ke besenza imali eningi ngaye ngakho waseveza nje obala iqinga labo ngakho-ke bamfake entolongweni ngakho futhi inkosi yanyikinyela intolongo phansi ngoba wayelexuku labantu lapho ukuzwa iqiniso awungeke ubophe ilizwi likankulunkulu kule akulandaba yini awungeke nje ukwenza ngakho weza lapho lindoda eyayikhulu futhi u-Aquila loPrisila mhlawumbe babelamasamusi futhi khona masinya emva amasamusi esedliwe wathi sizahamba emvuselelweni Paul wahlala emva lapho futhi wabamba isambatho sakhe futhi walalela kulumtshumayeli webaptist etshumayeli wathi lokho kuhle lokho okutshumayelayo kodwa kulokunenge kwakho wathi ngifuna ukukubuza umbuzo Dr. Apollos sewamukela umoya ongcwele selokho wakholwayo wathi asizange sibe kwazi ukuba ukhona kuyini okutshoyo ngomoya ongcwele singamabaptist wathi ukwazi njani ukuthi ungumbaptist boni awu zabhaphathizwa siyazi kuphela ubhaphathizo lukajohane wathi wabhaphathizela kuphela ukuphenduka esithi ukukholwa kuye owayeza kuza lo ngujesu kristu futhi lapho ekuzwa lokho babhaphathizwa njalo ebizweni likajesu kristu futhi upawulo wabeka izandla zakhe phezu kwabo futhi umoya ongcwele weza phezu kwabo futhi bakhuluma ngendimi futhi baprofetha wathi lo bangubani manje sikwenza njani ngifuna ukulitshela enye into khona-ke ngi sizavala ngoba sekuyikho ngilitshelile ngiza kuliphumisa masinyane liyakwazi lokho umoya ongcwele oyikho umbhalo wokucina walobu busuku ngilelinye inqumbi phansi lapha kodwa sizamele seqe lokho asivuleni kwabasekorinte bokuqala 12 futhi-ke sizabala lokho futhi-ke sizavala kulungile abasekorinte bokuqala isahluko 12 bangaki abakholwa imfundiso kaPawuli ongcwele qiniso wathi kwabaseGalatiya 1:8 kuba ingelosi ifundisa noba yini ehlukeneyo makabe nguqalekisiweyo loba kungumtshumayeli nxa ingelosi ivela ezulwini isehla phansi futhi ifundisa loba yini okwahlukeneyo makabe ngoqalekisiweyo bona ungabi lalutho lokwenza ngakho manje khangelani lokho abaseKorinto bokuqala 2 bangaki abakwaziyo ukuthi kumele sibe kuKristu ukuze siye ekuvukeni ngoba kungumzimba wakhe lo uNkulunkulu awuthembisayo ukuwuvusa akula ngenye indlela akula enye indlela nxa ungaphandle kukaKristu ungakhangela emuva lapha futhi ukholwe kuye uthi sibili ngiyamkholwa yena uyindodana kankulunkulu kuhle mfowethu kulungile ukuxawula isandla sakho lapho usitsho lokho ngiyakholwa kuye ngiyamvuma njengomsindisi wami lokho kuhle kodwa ulokho ungekho kuye ngizaxawula izandla lomtshumayeli ngizavuma izono zami lokho kulokho kungekho kuye manje khangelani bonani lokho uPawulo akutshoyo ukuthi ungena njani kuKristu ukuthi uza kwaziwa njani njengosokiweyo u-Abrahamu bamupha isibonakaliso lalelani kulokho kathesi abaseKorinte isahluko 12 futhi asiqaleni kundima 12 ngoba njengoba umzimba umunye futhi ulamalunga amaningi futhi wonke amalunga alo mzimba munye emaningi angumzimba munye ngakho kunjalo lo Kristu awehlukananga munye lalela ngoba ngebandla linye bangaki ababalayo ngemva kwami ngokuxawulana kunye ngamanzi manye hatshi khona-ke omunye umuntu uphambukile ngomoya munye kungunhlamvu nkulu na lo ngumoya ongcwele khona-ke bona
By one spirit are we all baptized into
Ngomoya munye sipapathizwe sonke emzimbeni munye loba singabajuda kumbe abezizwe loba siyizibotshwa kumbe sikhululekile futhi sonke senziwe ukuba sinathe emoyeni munye umzimba kaKristu ngumoya munye Lapho ilunga lonke kusukela ePentecost kusiyafika kulesi sikhathi unatha iwine elitsha elifanayo umoya ongcwele ofanayo uletha impumela efanayo. Sikwenza njani? Ngomoya munye. Ngumnyango kaNkulunkulu ovulekileyo. Umoya ongcwele uyini wona? Ngumnyango kaNkulunkulu ovulekileyo. Isibonakaliso, luphawu, ngumduduzi, ngummeli, isiqiniseko, ikuphumula, ikuthula, ikulunga, ikusiliswa, ikuphila. Ngumnyango kaNkulunkulu ovulekileyo kuzo zonke lezi izinto. Ngumnyango kaNkulunkulu ovulekileyo kuKristu. Lo ole uNkulunkulu wafakaza ukuthi wavusa uJesu kwabafileyo. Futhi labo abafileyo kuKristu uNkulunkulu uza kubaletha kanye laye ekuvukeni. Lingamdabukisi umoya ongcwele elibekwe uphawu ngaye kuKristu kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu. Bangaki abakukholwayo. Uyini uKristu? Uyini umoya ongcwele? Akusiyonto abantu abahlekayo. Into abantu abayihlekayo kodwa kayisikho kumkholwa. Ngongakholwayo ngifisa ngabe bengilamaviki amade amabili kumbe amathathu. Ngizathanda ukuthatha kusasa ebusuku futhi ngilitshele lokho okuyikho ngongokholwayo. Mangigijime ngedlule okwesikhatshana sesikhathi nje.
It's a snare.
Kuyinto ehlekisayo. Kuyisithiyo, kuyisikhubekiso, kuyikufa, kuyikwehlukana okulaphakade kuNkulunkulu. Angikwanisi nje ukucabanga ngezinto oyikho kongakholwayo. Khumbula izulu elifanayo. Lelo ongakholwayo alenza inhlekisa ngalo. Kwakulizulu elifanayo elasindisa uNoah nemuli yakhe. Bona. Umoya ofanayo, umoya ongcwele, lo abantu abenza inhlekisa ngawo, futhi bethi yikuhlanya, futhi lexuku lamanathi, yikuphambana. Kwinto efanayo, ezahlwitha ibandla, futhi ilithathe liye phezulu, ensukwini zokucina, uzaletha ukwahlulelwa phezu kongakholwayo. Kunjalo yikho lokho umoya ongcwele oyikho. Babusisiwe labo mangithi lokho ekuqinisekeni kwenhliziyo yami. Babusisiwe labo abalambela labomela ona ngoba baza kusuthiswa. Kusasa ebusuku sizakhuluma ngokuthi kanjani lokho okuwenzayo lapho usiza. Manje bangaki phakathi lapha abangathanda ukwamukela umoya ongcwele futhi ufuna omunye umuntu akukhulekele ukuze ubone ukukhanya. Liyakwazi ukuthi uhi manje kusasa ebusuku siza kuthatha lokho okwenza futhi khona ke ubusuku obulandelayo ikuthi uwamukela kanjani. Khona ke siza kubiza sibe labantu lapha abalayiweyo futhi bangene emakamelweni futhi bahlale khona nqa kungathatha ikhisimusi yonke. Kunjalo aze abuye umoya ongcwele. Siza sondela kuwo ngesihluzekileyo isisekelo seBhayibheli. Siza kusondelela kuwo futhi siwuthole njengalokhu uNkulunkulu awuthembisa ngakho futhi wehla ekuqaleni. Yiyo indlela esilapha ukuyenza. Akwenzi ngitsho lo mehluko ukuthi ngubani othini. Siyi ilizwi likaNkulunkulu yilo kubusa enhlizweni yami. Kunjalo futhi ngifuna lokho uNkulunkulu alakho ngami. Nxa kukhona okunye vula izulu Nkosi ngoba inhliziyo yami ivulekile kilo. Kunjalo bangaka bawufunayo manje phakamisa isandla sakho uthi ngikhulekele. Manje lapho lisasenjalo lezandla zenu ziphezulu. Baba osezulwini, sesifundise isikhathi eside kodwa umoya wakho ulapha kulezandla eziphezulu emoyeni kathesi futhi bayakwazi lokho oyikho. Bayakwazi ukuthi umoya ongcwele kutshoni. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi lumhlangano ungakapheli ukuthi isandla sonke phakathi lapha sizaphakanyiswa ukuthi bawamukele wona kuvumele Nkosi. Siyabakhulekela, siyakucela ubabusise ukuthi ubaphe isifiso senhliziyo yabo. Khangela izandla zabo Nkosi, bayakuthanda, bayawufuna, bayakwazi, abangeke bahambe. Kusasa ebusuku nxa ungangisizi Nkosi, ngiza kufakaza khona embhalweni ukuthi abasoze benelise
ukuhlithwa bengelawo. Ngakho ngiyakhuleka baba ukuthi uzakubapha ukulamba lokoma ukuze basuthiswe. Ngiyabaletha kuwe kathesi baba futhi siphe izibusiso lezi lapho sisicela zona ebizweni lika Jesu. Amen. Ngifuna ukuthi lokho singakahlabeli njalo. Ngifuna ukuhlangana lexuku labathumayeli ekamelweni lapho olwesihlanu ebusuku inkonzo ingakaqalisi. Bona olwesihlanu ebusuku ni liyabona lokho engizama ukukwenza ukutshengisa ukuthi uyini, ukuthi usondela kanjani kuwe, futhi lokuthi uhlonipheni. Khona-ke awubuyi umphuphuthekile uchayelela kwenye into. Yiso isizathu ngingazange ngikucele lobu busuku. Ngifuna ukuthi libe kwazi ukuthi uyini, uyisithembiso, uluphawu, ungumduduzi, ungokunjani. Khona-ke kusasa ebusuku futhi lobusuku obulandelayo, khona-ke sizaqalisa khona lapho, kusukela lapho kusiya uze ubuye. Akulandaba ukuthi uthatha isikhathi eside okunganani, sizahlala kuze kuthi. Hlanza inhliziyo yakho, akasoze awuthulule enhliziyweni engcolileyo. Zilungise, lungiselela futhi uza kupha wona. Kasiphakamiseni izandla zethu kathesi. Malusi usekhulumile nje futhi savumelana ukuthi kusasa ebusuku sizaqalisa ngelesikhombisa kulokuthi ngelesikhombisa lengxenye, futhi lokho kuza ngivumela ukuliphumisa ngelesificamunwe mbili lengxenye kulokuthi ngelesificamunwe munye lengxenye. Ngelesikhombisa lengxenye, ngelesikhombisa nta kusasa ebusuku inkonzo yokuhlabela izaqalisa. Ngiza kuba sembikweni wami ngelesikhombisa lengxenye. Ngiyamthanda, asithatheni amahenki ethu futhi sizunguze kuye. Yephula nje injwayelo kathesi. Kulungile. Umalusi wenu kathesi, umfo wethu uNevi.